Ukuba lapha lobu busuku njalo ethabanekeli ukukhangelela kulobu budlelwano obumangalisayo futhi lokukhonza elizwini likaNkulunkulu lelo eliphiwe kithi ngesihle futhi thina sithanda ukuba ngabahlanganyeli balesi sibusiso futhi ngiyathemba kuphela ukuthi uNkulunkulu uzasibusisa lobu busuku njengalokhu akwenzileyo lamuhla ekuseni ngombiko ekuseni futhi bengikhuluma nje kumakhelwane wami inkosazana Udu isikhatshana esedluleyo futhi besikuxoxa lomnumzana Udu labanye futhi ngiyakholwa leyo bekuyintshumayelo kamfowethu nevayili enkulu kuzo zonke ezinhle azitshumayelayo leyo bekuyiyo ebikade ingcono kimi kuloba yiphi ake wayitshumayela ngaphambili impela ngibabazile lokuthakazelela leyo ntshumayelo emangalisayo futhi yanginika isibindi futhi yangilungisisa ngakho ngithanda ukuvuma iqiniso liyazi ngakho mayelana ngengxenye zokukhuthaza liyazi ukukhuthazeka lokuthi njani uDavida wayelapho lokuthi kanjani wa lapho ekulokho kuvivinywa okukhulu kulokuthi athi awu ngizahamba ngiyekwenza lokhu nkosi wena ngisize nje walindela wahamba wabuza inkosi ukuthi enzeni yena waletha phansi isembatho semahlombe liyazi futhi wathi manje asisukumeni futhi sicele uNkulunkulu kuyini okufanele sikwenze kulobu bunzima oh lokho bekunothile sibili lokho kwakulamavitamini kulazo zonke izitolo zemithi ezazingatholakala elizweni yebo mnumzana lokho kukwenza kahle sibili manje lobu busuku asihlosi ukuhlala okwesikhathi eside sedlule phakathi kobusuku nxa sisenelisa kulimibuzo ngakho siyakungena khona phakathi kwayo khona manje kuyikuqedisa limibuzo futhi sonke isikhathi ngiqala ukuyiqeda manje udadethi bengingatsho lokho liyakwazi lokho bengisitsho lokho nje bona futhi kulungile kodwa ngithole ngileyomileyo sibili lapha evela kumtshumayeli futhi inzima sibili ukuyiphendula liyazi labo batshumayeli bayayiphica ebhayibhilini futhi bazame ukuthola impendulo yabo bengakakubuzi uyabona futhi-ke futhi lokhu kuyarekhodwa kuthephu kusiya phansi eGeorgia kumngane wami ongumtshumayeli olemibuzo yebhayibhili eyisificaminwembili ebalulekileyo lapha engumqanso sibili sibili futhi manje liviki ezayo lingakhohlwa futhi lisikhulekele futhi umkami usengcono kakhulu usevukile manje futhi wancedisa ukupheka lamuhla abangane bethu abathandekayo abavela eCanada umfowethu udadewethu Suthman balapha bevakatshile kanye lathi futhi ngeqiniso siyathakazelela ukuvakatsha kwabo futhi umkami esazi ukuthi babesiza ngani wayesezavuka ukuze abe lokujabulisa lobudlelwano balaba bantu abangamaKristu athandekayo siyathokoza ukuba lomfowethu uFred kanye lathi lobu busuku futhi wahlala kanye ube lapha lokhu kusa kodwa ngiyakholwa wahlala kanye hatshi kunjalo ulomida ukuze abe laye lapho sisiza ngoba ngiyazi kuyaphuza kancinyane lobu busuku isidle lokugezana inyawo ngakho siyajabula ukuba labo lezethekeli kanye lathi manje singakaqali ukuzama ukuthi siphendule imibuzo futhi khumbula nje ukuthi ngingabe ngiphambukile uyabona angitsho ukuba ngiqondile entweni yonke engiyenzayo ngiyazama ukuba ngiqondile kodwa mhlawumbe ngiphambukile futhi nxa ngiphambukile khona-ke lingixolele nje futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu angixolelelayo ngoba angizimiselanga ukuphambuka angizami ukuyiphendula nje b kumbe indlela nje ngokulimaza ngiyayiphendula ngobungcono bolwazi lwami bona futhi nxa kumele ngintshintshe imicabango yami embuzweni webhayibhili ngicabanga ukuthi yiyo nje into yokwenza kufanele sintshintshe loba ngasiphi isikhathi lapho ilizwi likaNkulunkulu likhuluma ngoba yilizwi likaNkulunkulu futhi manje ngicabanga ukuthi siza kukhulekela abagulayo lobu busuku njengokwejwayelekileyo futhi kwezinye izikhathi uyamangala nje uyathatha njengeqembu elincane njengaleli elingaphansi oh ithabanekeli elincinyane lapha futhi kwezinye izikhathi kawuboni impumela ongathanda ukuyibona kodwa into lokho okwenzayo udonsa nje ebantwini phose abangamakhulu amabili futhi eminye emihlangano emikhulu udonsa loba ngaphi kwezintathu kusiya kunkulungwane ezilithumi uyabona futhi mhlawumbe abedlulayo ngakho yiyo indlela othola ukubona abaningi kakhulu sibili kodwa lobu busuku bengiphendula nje ngoba ifoni yethu ikhala nje yonke imizuzu emilutshwana usuku lonke lengxenye yobusuku ngabe lowo kungunkosazana Raisethu ohlezi lapha engimkhangeleyo ibhayibhili lakho dadewethu udadewudu ulalo ngemuva le ngikuphathele lona lokhu kusa futhi angenelisanga ukuba ngilinike kuwe futhi angikubonanga lokhu kusa lo nkosazana udu ulalo ngakho ekuphenduleni ifoni lokufumana izinto ezinkulu ezenziweyo ikhosikazi langibiza lathi, "Mfowethu Branham, bengisemhlanganweni othilethile, futhi bengihlupheka ngohlupho oluthilethile okwesikhathi eside kangako. Futhi uyazi, ukhulumile emuva ngale, futhi nje, wathi, ngaphosa ngaqaleka, lapho kubuyisela impilo, futhi wathi, futhi angihluphekanga kusukela. Futhi ikhosikazi langena phakathi futhi lathi, ngiyakholwa ulapha lobu busuku. Kumbe wayezatshayela kusukela eBedford, ngiyakholwa, kumbe kwenye indawo, phezulu phakathi lapho. Indodana yabo ibiphakathi lapha, ngiyakholwa, eyayilohlupho lwenhliziyo esimweni esibi. Futhi wayehlezi lapha emhlanganweni, futhi inkosi yahamba ngalapho futhi yathinta, wathi emfaneni ngohlupho lwakhe. Futhi wayengenelisi ukuphakamisa ingalo yakhe. Futhi ukuhlaselwa kwenhliziyo, futhi ingalo yakhe ibanjwe inkantsho, lenhliziyo yakhe injengalokho. Futhi khonapho wangena emoteni futhi wachayela esiya ngekhaya, akakhathazwanga yikho kusukela lapho. Ngabe lelo khosikazi lifikile lapha livela eBedford? Ngabe ulapha khosikazi? Nango lapha, ngimuva. Yebo, ungibizile nje, isikhatshana esedluleyo. Khona-ke kule khosikazi elangibizayo phansi e-Evansville, futhi ngenelisanga ukufika lapha ngoba ukhatshana kakhulu. Ubengakwazi ukuthi sasiza kuba le nkonzo lobu busuku yokusilisa. Futhi wathi, "Mfowethu Branham, ngangihlezi emhlanganweni wase-Evansville." Futhi wathi, wakhangela emuva phezu kwexuku futhi wathi, wangitshela ukuthi ngangingubani, lalokho engangikwenzile, futhi lokho engangihlupheke ngakho lokunjalo njengalokho. Futhi wathi, "Ngangile simo se-asima, futhi nje ngenza okokutshisa i-asimadola kho konke ekamelweni kusukela ngiseyinkazana encinyane." Wathi, "Lokho kube yiminyaka emibili edluleyo, futhi angikaze ngibe letshatha elilodwa lakho kusukela lapho, ubona." Futhi nje kulabo abalapha lobu busuku, bebengekho lapha lokhu kusa, ukukholisa ubufakazi. Ngangingale esitolo esichiphileyo, ngithenga udoli izolo. Manje lokho kwakungesikho kwami, bona, lokho kwakungokwenkazana yami encinyane uRebecca lapho, lo Sarah. Wayesiya kwenye into, enye, lamuhla. Abanye babangane afunda labo esikolo babelolunye uhlobo lokubuthana ndawonye, okosuku lokuzalwa kumbe enye into. Futhi wayemphathele isipho esincinyane, futhi ngangithenga udoli omncinyane, phose omude kangaka. Futhi kwakule khosikazi eleza lapho lathi, "Uyangikhumbula na?" Futhi ngathi, "Angikholwa ukuthi ngiyakukhumbula." Futhi kwafumaniseka, kwakuyisihlobo sikamfowethu nevayili lapha. Lokho mayelana lapho ngisendleleni yami ngisiya eSwideni, babe wabuya phakathi lapha. Wayelomfana omncinyane esihlalweni samasondo, njengo-Edith omncinyane lapho. Futhi umfo omncinyane wayelemvukuzane, wayeleqhubu elalimvukuzane ebuchophweni. Futhi ikhanda lakhe elincinyane lidonselwe phansi. Futhi yena labo dokotela basebemnike amaviki amathathu nje ukuphila. Basebekukhuphele phandle futhi bakuhlola, futhi babona kwakuyi lokho okwakuyikho. Futhi bamnika amaviki amathathu okuphila, futhi benza okokumfuqa esitulweni. Futhi-ke wambeka phezu kwesi-stretcher lapho esiya ekamelweni, futhi bamhlola. Futhi-ke bamphendukisa phansi. Ngahamba ngakhulekela lowo mfana omncinyane, futhi ngacela inkosi ukumsilisa. Futhi lona kanye usuku olwalandelayo, lapho bemhambisa khonale, wathi, "Kangisifuni lezo sihlalo esilamasondo." Ngangena emoteni futhi ngatshayela ngisiya khonale, futhi udokotela wagoqa isi-stretcher, wathi, "Kangisifuni leso si-stretcher." Wagijima phezulu lapho futhi wahlala phansi. Udokotela wamhlola, wathi, "Awu," wathi, "esikhundleni samaviki amathathu, ngiza kunika ikhulu lesificaminwembili yeminyaka ozayiphila. Futhi izolo unina wahlangana lami, futhi engaba lapha ngakho konke engikwaziyo. Lobu busuku, futhi umfana omncinyane wayephandle edlala ibhola, uselijaha manje, eyingozi, imvukuzane ebuchophweni. Futhi uyatshengisa, oh, izinkulungwane zezinto, ubona, uNkulunkulu angeke ehluleke, angeke nje ahluleke. Mfowethu John, ngabe ilihlo lakho selingcono mfowethu? Wenza ingozi, futhi wayebethela isipikili futhi samtshaya elihlweni. Futhi sonke sasikhulekela umfowethu John Obanon, umfowethu ovela eLouisville, owayele ngozi ngesipikili esamtshaya elihlweni. Manje limbuzo, iyikujula kwenhliziyo yomunye umuntu, ukuthi bayabala embhalweni, futhi bathola lezi izinto, futhi kaba, mhlawumbe kaba ngeke, bazisuthise. Ngakho bayayiletha phakathi lapha ukuthi thina sizame ukuyiphendula, futhi uyabona ubunzima okusibeka kibo, ngoba lokho ongakutsho, bayabambelela phezu kwakho. Ngakho kumele ube leqiniso ukuthi uqondile, futhi ngokuqiniseka konke ongakwenza. Ngakho-ke, into yikuba leqiniso ukuthi siqondile. Kasiceleni nje umoya ongcwele manje ukuchasisa lokhu kithi, lapho sikhothamisa ikhanda lethu. Manje Baba osezulwini, oh, kulithuba bani okuyilo ukuthi Baba, kumdali omkhulu wamazulu lomhlaba. Futhi nje siyacela ukuthi uzathatha limibuzo ekunakekeleni kwakho uqobo manje. ilethwe phakathi lapha ngokujulileyo kokuqiniseka uNkulunkulu makubuye kuvela enhlizweni zethu ukujulisisa kokuqiniseka ukuyiphendula ngobungcono esikwazi ngabo siphe khona futhi makuthi isihawu sakho sihlale phezu komunye lamunye futhi makuthi enye into ikhulunywe lapha lobu busuku eza kusiza nje wonke umuntu olapha futhi lapho sisuka emva komkhuleko wabagulayo lokuthatha isidlo lokunjalo masitsho njengalabo abavela e-Emawusi inhliziyo zethu kazivuthanga ngaphakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na ngoba siyakucela ebizweni likaJesu amen manje njengoba ngikhulumile izikhathi eziningi ukuthi leyi lapha yibungcono bemicabango yami futhi ke kwezinye izikhathi iyaphakamisa ukuxoxisana okuncinyane okuqala lapha ngiyabona kungenye into engayikhuluma ngaphambili ukuthi iphendukisiwe njalo ngifuna ukuyivala manje nxa lithanda lapho u-Adamu lo-Eva belabantwana babo e-Edeni kwakukhona abanye abantu emhlabeni kulesi isikhathi na kuGenesisi isahluko 5 futhi le ndima 16 uKhayini wahlala elizweni laseNodi futhi wamazi umkakhe manje longu ngumbuzo omuhle manje siyafundiswa eBhayibhelini futhi izikhathi eziningi lezi kwezinye izikhathi ngokungananzeleli si ngangivame ukubeka okuyisiqetshana kwephepha okuncinyane futhi ngithi buza phendula loba nguphi umbuzo weBhayibhili futhi omunye wathi aw wayengubani umkaKhayini oh ngangisoma kancinyane ngakho kumbe enye into ngangisithi oh lo kwakungumamazala wendodakazi yakhe kumbe enye into enjengalokho uyazi kumbe wayengunkosazana Khayini kodwa lokho akuphenduli umbuzo kule lapho uKhayini wayelonkosikazi ngoba iBhayibheli lathi wayelaye futhi nxa uKhayini wayelomfazi wayemele amthathe kwenye indawo futhi lokhu kuzaqondana lalokhu lapha kwakukhona abanye abantu emhlabeni lapho u-Adamu lo-Eva besiba labantwana babo esivandeni sase-Edeni na manje nxa ungananzelela eBhayibhelini kakuvamanga ukuba kubhalwe mayelana ngomfazi ezalwa kuhlezi kungumntwana oyindoda nguye lowo abambhalayo eBhayibhelini hatshi umfazi akuvamanga ukukhulunywa ngokuzalwa komntwana oyinkazana eBhayibhelini kumbe ngokusobala angikwazi ngengingakukhumbula oyedwa khona kanye manje engqondweni lapho okwake kwabhalwa ukuzalwa komntwana kwathiwa bazala amadodana lamadodakazi manje iBhayibhili lipha irekhodi kuphela yabantwana abathathu abazalwa ku-Adamu lo-Eva futhi lowo kwakunguKhayini u-Abela loSethi manje nxa bonke abathathu labo bengamadoda nxa kwakungela abanye abesifazana abazalwayo futhi-ke lapho umfazi kuphela u-Eva wafa usendo lwabantu lwaluyaphela ekubeni khona ngalezo sikhathi ngoba kwakungayikuba lenye indlela kubo ukuba loku usendo lomuntu ukuba luqhubeke ngoba kwakungayikuba labafazi abaseleyo u-Eva wayeyakuba nguye yedwa kodwa uyabona kababhali ukuzalwa kwabantwana abangamankazana eBhayibhelini ngakho-ke kwakumele babe lamankazana ngokufanayo labafana manje umlobi wakudala omunye wabalobi basemandulo esilabo uJosephus uyatsho ukuthi babe labantwana abangamashumi ayisikhombisa futhi u-Adamu lo-Eva omunye wabalobi bakudala abantwana abangamashumi ayisikhombisa futhi bonke babengamadodana lamadodakazi manje nxa futhi-ke nxa uKhayini wahamba elizweni laseNodi manje nxa ungananzelela umlobi wayekhaliphile sibili ebhala lapha likunanzelele ukuthi wakucaphuna njani e-Edeni lapho besiba labantwana babo e-Edeni manje hatshi esivandeni se-Edeni umlobi wayekwazi lokho loba ngubani obhale inothi lapha wathi lapho u-Adamu lo-Eva besiba labantwana babo e-Edeni hatshi esivandeni sase-Edeni ngoba baxotshelwa phandle kwesivande se-Edeni kodwa babelokhu bese-Edeni futhi isivande se-Edeni sasisempumalanga e-Edeni kodwa i-Edeni yayinjengelizwe kumbe yini kumbe isizwe futhi-ke inothi yayingesinye isizwe kumbe ilizwe eliseceleni kwayo manje umuntu kuphela uKhayini owayengaba laye kumbe emthethe wayemele abe ngudadewabo uqobo wayefanele ngoba kule ndoda eyodwa lomfazi ababe bengabe bevele khona bona futhi wayemele ethethe udadewabo uqobo manje lokho kwakuvunyelwa kulezo nsuku futhi u-Isaka wathatha umzawakhe wokuqala egazini lobuhlobo uRibheka ogcotshwe nguNkulunkulu uSara wayengudadewabo ka-Abrahama udadewabo abazalwa bonke hatshi ngomama wakhe ngobaba wakhe bona udadewabo ngokuzalwa bonke lo u-Abrahama amthathayo umama owahlukileyo kodwa ubaba ofanayo. Ngakho uyabona ukuthathana phakathi kobuhlobo ngaleso sikhathi ngaphambi kokuba ukugeleza kwegazi kungakalulazwa osendweni lomuntu kwakusemthethweni futhi kulungile. Manje akunjalo. Nxa ungathatha udadewenu lamuhla futhi ube labantwana, mhlawumbe bangaba awu bayabayizilima la yonke into. Loba kusehla kumzala wokuqala lowesibili, akumelanga bathathane, bona, ngoba ukugeleza kwegazi kusehla, futhi kusehla, kusiba phansi. Kodwa into kuphela ngaleso sikhathi uKhayini ayengabe wayenza, kwakuyikuba athathe udade wabo uQobo, futhi yikho lapho abantwana babe yilokho, wathola umkakhe, wahamba elizweni laseNodi, futhi wamazi, futhi kusukela lapho, kwabuya abantwana, bona, futhi nxa ungananzelela, phakathi kosendo lukaKhayini, kweza amadoda akhaliphileyo, phakathi kosendo lukaSethi, kweza amadoda ezenkolo, ngitsho ukuthi ivini lokulunga. Khona lapho, ababili labo, valetha usendo uQobo esiphila kulo lamuhla. Nxa ungananzelela lamuhla, manje ekuqediseni nje lumbuzo, lolo sendo lukaKhayini, lokhu lusekhona. Futhi usendo lukaSethi lokhu lusekhona. Bobabili behla phansi njengokufanayo. Abantwana bakaKhayini balapha eJeffersonville lobu busuku, futhi abantwana bakaSethi baphakathi lapha eJeffersonville lobu busuku. Lapho ukugeleza kwegazi kululaziswa futhi kuphume, kodwa lolo sendo lokhe lusabambelele. Manje khangela, abantwana bakaKhayini babehlezi futhi ngaphambi kokubhujiswa komhlaba ngamanzi, babengabantu abakhaliphileyo, abezesayensi, abemfundo, futhi bengabenkolo, kodwa kwakulixuku elalahlwayo. Ubona, manje khangela, babe njengoyise wabo uKhayini. uKhayini wayengumuntu wenkolo, wakha i-altare elihle futhi wenza ibandla elihle, futhi wazama ukulenza likhangeleke lilihle kulaleyo mishini kaSethi ayelayo phansi lapho. Belikwazi lokho na? Yena sibili wacecisa i-altare ngamaluba, futhi walilungisa laba lihle, futhi walenza labukeka, futhi wenza inkalakatha elikhulu, ibandla eliphakemeyo, ngoba wacabanga ukuthi wayengathola isihawu loNkulunkulu ngokwenza njalo. Futhi uAbela waya ngalena, futhi wathatha iwundlu elincinyane, futhi waqala ukulidonsela i-altare, futhi walibeka phezu kwedwala, futhi walibulala. Futhi manje, nxa uNkulunkulu esiba ngolungileyo, nxa konke ayekudinga kwakuyikukhonza, uKhayini wakhonza uNkulunkulu ngokuqiniseka njengo-Abela akwenzayo. Bobabili babeqinisekile. Bobabili babezama ukuthola umusa kuNkulunkulu, kwakungela kubo owayengakholwa. Bona bonke bobabili impela babengamakholwa kuJehova. Manje lapho lokho kusipha enye into yokucabanga ngayo. Abanye lapha lobu busuku engingakaze ngibabone, abantu angikaze ngilibone, kodwa kumele linanzelele lokhu futhi ligcine lokhu engqondweni yenu. Bona, kungelandaba lokuthi ungowenkolo okunganani, lokho akulanto eyodwa yokwenza ngakho. Ungahlala ebandleni, ungabe uqinisekile impela, futhi ulokhu ulahlekile. Bona, futhi uthi, awu, uthi abelusi bethu bakhaliphile ukwedlula bonke, bavela emaseminari ukuthola imfundiso enhle sibili, izazi zenkolo, bazi yonke isayensi yenkolo lokunjalo, futhi bakhaliphile, bafundisiwe, yona sibili, abakhethiweyo abaphakemeyo esibaziyo, futhi bangabe belokhu belahlekile. Bona, manje uKhayini kusendo lwakhe babe bonke bengabenkolo sibili, abantu abadumileyo sibili, futhi babe ngabezesayensi, labodokotela, labakhi, labasebenzi, lamadoda akhaliphileyo. Kodwa lonke lolo sendo lwalahlwa kusukela kuKhayini kusehla kusiya phansi. Futhi ohlangothini luka-Abela babengasibo bakhi kumbe abemfundo kumbe abantu abakhaliphileyo, babe phose abazithobileyo, uhlobo lwabafuyi bezimvu, labantukazana ababehamba ngomoya. Manje iBhayibheli lathi akula kulahlwa kulabo abakuKristu Jesu abangahambi ngokwenyama kodwa ngokukamoya. Umuntu kamoya ulomphefumulo kamoya ongasoze ufe, futhi umuntu wenyama ulesimo senkolo ngakuye, futhi ufuna ukukhonza lokunjalo kodwa ngowenyama, hathi ongakholwayo kodwa ikholwa lenyama. Futhi kwakuluhlobo olwalahlwayo. Manje kusukela lapho, uKhayini wahamba wathatha umkakhe elizweni laseNodi. Manje akuthiwa ukuthi uSethi wathatha bani, kumbe ngobani abanye, abathatha obani. Futhi yona into enhle kakhulu yalokho yikuba kwazi ukuthi uKhayini ethatha silempendulo kukho ngoba wenza okokuthatha udadewabo kumbena kumbe kwakungaba le kwakungela abanye abafazi emhlabeni kodwa kuphela abavela ku-Eva. Wayengunina kwakho konke okuphilayo, kutsho bonke abantu ababephila. Wayengunina wakho. Yiso isizathu waye ibala Eva kutsho unina okuphilayo. Ngakho weza waletha lumntwana futhi uKhayini wathatha udadewabo. Kungaba indlela kuphela engingayibona ukuphuma kukho. Ngakho kwakulabantu abaphilayo kulolo suku. Ngeqiniso bona awu futhi lapho u-Adamu lo-Eva besiba labantwana babo eyideni. Manje khangela lo yiwo umbuzo. Lapho besiba labantwana babo eyideni ngabe kwakukhona abanye abantu emhlabeni kulesi isikhathi na? Hatshi. Khona-ke kuGenesis 5:16 uyabona uKhayini wahlala elizweni laseNodi futhi wazi umkakhe. Sibili, bona lo nguGenesis 1 lapho adala khona umuntu ngomfanekiso wakhe uqobo lo owayekutiyofani futhi kuGenesis 2 wenza umuntu othulini lomhlaba lo owayeyisidalwa esingumuntu esilayo manje. Futhi-ke ku-3 kwakuyikuwa futhi wakhahlelwa phandle kwesivande se-Ideni. Futhi-ke abantwana bazala abantwana futhi uKhayini wathatha umkakhe futhi wahlala laye elizweni leNodi ngaphandle ngoba uNkulunkulu wamehlukanisa ebudlelwaneni lomfo wakhe uQobo ngenxa yokufa kuka-Abela futhi nguye ayelayo udadewabo uQobo futhi wamthatha. Yiyo indlela kuphela engingenelisa ngokwami. Ngiyabona ukuthi wamthatha njani. Manje kwake kwachiyo futhi ngithemba ukuthi abangane bami abansundu abaphakathi lapha bazaxolela lesi sitsho ngoba akulunganga impela. Isikhathi sokuqala engahlangana lomuntu empilweni yami emva kokuba sengiphendukile ngahlangana lomfowethu George Diak labo phansi lapho futhi ngahamba futhi inkosi yangikhokhela endaweni encinyane futhi babexoxa lapho ngomuntu onsundu lapho avela khona futhi babezama ukuthi umuntu onsundu ukuthi uKhayini wathatha inyamazana enjengendwangu futhi ngalapho wabuya usendo lwabansundu. Manje lokho akusikho impela, lokho akusikho futhi ungakumeli lokho ngoba kwakungela onsundu kumbe umhlophe kumbe loba yikuphi okunye okwahlukileyo. Lusendo lunye lwabantu kusiya kuzamcolo. Khona-ke emva kukazamcolo lomphotshongo webhabheli lapho beqala ukuhlakazeka yikho lapho bethatha imibala yabo futhi lokunjalo bonke bavela esihlahleni esifanayo. Kunjalo sibili u-Adamu lo-Eva wayengubaba lomama wasemhlabeni waso sonke isidalwa esiphilayo sabantu abake baba semhlabeni. Kunjalo omnyama, omhlophe, onsundu, ongumbala wethanga loba yiwuphi umbala ongaba yiwo yindawo impela ohlala kiyo futhi le ndlela leyo injenge. Ngicabanga ngingachasisa lokhu lapho ngisasekikho. Abantu lapha manje kulolu bandlululo lemithetho lezinto abazinqumayo ngicabanga ukuthi akulangqondo. Ngicabanga njalo sibili, lalelani, yekani nje abantu labo benjalo bayakwazi lokho abakufunayo. UNkulunkulu wenza umuntu waba ngumuntu onsundu futhi uyathokoza ngakho impela. Nxa uNkulunkulu wangenza ngaba ngumuntu omnyama ngingathaba ngakho. Nxa wangenza umuntu onsundu ngiyathokoza. Nxa wangenza ngaba ngumuntu omhlophe ngiyathaba. Nxa wangenza ngaba ngumuntu olombala wethanga ngingathokoza. UNkulunkulu wasenza ngemibala yethu futhi wasenza ngendlela ayesifuna ngayo futhi sonke singabantwana bakhe ngempela futhi akufanelanga baxabane futhi beqhubeke njengalokho. Akulunganga ukwenza lokho, akufanelanga bakwenze. UNkulunkulu wasenza ngendlela esifuna ngayo futhi umuntu onsundu kafuni ukuphuma phandle lapho futhi aphazamise isizukulwana sakhe kumbe umbala wakhe futhi awuxubanise komhlophe lento yonke njengalokho. Kangimsoli, kangenzi njalo. Umuntu onsundu ulezinto umuntu omhlophe angelazo ngitsho impela. Kunjalo sibili futhi uNkulunkulu wayengabamiselanga ukuba ngaleyo ndlela. Awu, khangela indoda ensundu ulobuntu ngaye indoda emhlophe engelabo uhlala ejabula ukuthemba uNkulunkulu futhi nje ayekele okunye kwakho konke kudlule loba ulakho kumbe akala uyajabula. Kunjalo ngingathanda ukuba lokuningi kwalokho lobu busuku. Ngeqiniso ngingathanda. Awu, ulakho futhi lelo yilifa lakhe abafuni ukukuxubanisa lolunye usendo futhi bakuphambanise futhi kunjalo sibili ngicabanga ikhosikazi phansi le eshrif port lenza esinye sezitho esihle esihle kulazo zonke engake ngazizwa empilweni yami wenza isitho futhi basifaka ephepheni wenyuka wathi indlela lezi zinto ezihamba ngayo phakathi lapha kuloli ubandlululo angifuni abantwana bami besiya isikolo khonale kuleso sikolo sabamhlophe wathi abatholi ukunakwa abangaba lakho nxa babe lombalisi onsundu lo mfazi ngumfazi okhaliphileyo wayekwazi lokho ayikhuluma ngakho bathola imfundo engcono kunjalo sibili ngakho ngicabanga abantu benza okubi ngokwenza lokho futhi ke bathi uKhayini lo abela lokunjalo njengalokho hathi mnumzana umbala kawulani lakho kungumoya ongaphakathi lapho olento yokwenza ngakho kunjalo sibili ngakho uKhayini wamazi umkakhe futhi lo kwakungudade wabo futhi ba wamthatha wamusa elizweni lasenodi futhi lapho waphuma izizwe ezinkulu zomhlaba abezenkolo labakhonzi futhi nje cabanga lamuhla mngane mana nje futhi ucabange okwesikhatshana ukuthi kulamachumi ezinkulungwane aphindwe ngamachumi ezinkulungwane zezinkulungwane zabantu uqobo abaya ebandleni beqinisekile nje futhi bezinikele kulelo bandla ngabangaba yikho lokho yikulahleka njengalokho uKhayini ayeyikho bona uNkulunkulu okhethayo uNkulunkulu okhethayo bona uNkulunkulu onika isihawu udaka alungeke lutsho kumbumbi kungumbumbi phezu kodaka kunjalo manje nanku omuhle olandelayo lapha uPetro wesibili 2:4 omunye umuntu oleBhayibheli ofuna ukuvula kulimibhalo ngokuphangisa lapho ngiyibala nxa lifuna ukukwenza futhi kungathi kungangisiza lapha lapho sithatha lumbuzo manje kuluKhayini lo lokunjalo nxa lokho kungasuthisi manje lina nje lisivumele sibe lakho singathokoza manje uPetro wesibili 2:4 kulungile mnumzana nanku silapha uPetro wesibili 2:4 ngoba nxa uNkulunkulu engaziyekelanga ingilosi ezonayo kodwa waziphosela phansi esihogweni khona-ke kungani uKristu wachumayela emimoyeni esentolongweni kuPetro wokuqala 3:19 manje silo Petro 2:4 kuqala kulungile ngoba uba uNkulunkulu engaziyekelanga ingilosi ezonayo kodwa waziphosela phansi esihogweni 40 futhi ezinikela emaketaneni obumnyama ukuze zigcinelwe isigwebo manje kasifumaneni kuPetro wokuqala lo nguPetro wesibili uPetro wokuqala 3:19 lalelani kulokhu nanku silapha khona lapha leyi isanda kungena isizathu ngingazange ngiyibhalise phansi kanti futhi wahamba futhi wachumayela kumimoya esentolongweni oh yebo nanku silapha kasiqaliseni kancinyane ngaphambi kwalokho indima 18 ngoba uKristu laye wahlupheka kanye ngenxa yezono olungileyo esikhundleni sabangalunganga ukuze asilethe kuNkulunkulu owabulawa enyameni kodwa waphiliswa ngomoya ahamba ngawo laye wachumayela kumimoya esentolongweni leyo kwesinye isikhathi eyayikade ingalaleli mngane wami othandekayo nxa nje ungabala indima elandelayo futhi lapho yakuchasisa bona leyo kwesinye isikhathi yayikade ingalaleli lapho ukubekezela kukaNkulunkulu kwakukade kulindele ensukwini zikanowa lapho umkhumbi usakhiwa lapho abalutshwana okuyikuthi imiphefumulo eyisificaminwembili yasindiswa ngamanzi bona manje nxa ungananzelela phakathi lapha ngicabanga lumtshumayeli ulawo omunye enye into entweni efanayo uzaphendulwa ngaphambidlana uPetro wokuqala 4 kumbe 2:4 nxa ungananzelela ngoba uba uNkulunkulu engaziyekelanga ingilosi upeliwa njani lo ngilosi omncinyane uN bona manje lapha imimoya eyayisentolongweni engazange iphenduke ekubekezeleni kwezinsuku zikaNowa ingilosi ezifanayo kwakungamadoda izithunywa abachumayeli akaziyekelanga ingilosi belikwazi ukuthi ibala ngilosi livela ebaleni isithunywa bangaki abaziyo ukuthi ngilosi isithunywa impela ingilosi isithunywa futhi akaziyekelanga ingilosi bona futhi ngapha kumaHebheru liyakhumbula sadlula kukho amaviki amalutshwane edluleyo ingilosi futhi ngapha kumahe kusambulo kungilosi yebandla lasesadisi bhala izinto lezi kungilosi yebandla lase-Efesu bhala lezi izinto kungilosi yebandla liyakhumbula lokho nami futhi salilandezela ibala ingilosi, futhi kusukela kusithazamazwi, futhi safumana ukuthi lokho kutsho isithunywa. Kungaba isithunywa emhlabeni, isithunywa sikamoya, ibala, ngilosi. Ngakho kulesi simo, nxa singathatha isichazamazwi futhi siyililonde, uza kufumana liqalisa kuzithunywa, izithunywa zokuqala, bona, nxa engaziyekelanga, ngoba nxa uNkulunkulu engaziyekelanga ingilosi ezonayo, bona, futhi izidalwa zikamoya, bona, emva kokulinda, manje khangela wathi, uba engaziyekelanga ingilosi ezonayo, kodwa waziphosela phansi esihogweni, futhi wazinikela emaketaneni obumnyama ukuze zigcinelwe isigwebo. Khona-ke khangelani kuPetro wokuqala lapha njalo, 3:19, khangela ukuthi lokhu kubalwa kanjani manje, ngoba wahamba ngawo wachumayela kumimoya esentolongweni, eyayikade ingalaleli, lapho ukubekezela kukaNkulunkulu kwakukade kulindele. Ensukwini zikaNowa, bona, kwakuyizithunywa zalolo suku. Izithunywa, lapho umkhumbi usakhiwa, lapho okuyikuthi imiphefumulo eyisificaminwembili yasindiswa ngamanzi. Manje nxa ungananzelela lapho lezo zidalwa zazisezulwini, manje ngale kusambulo 11, kumbe isahluko 7, ngiyakholwa kumbe hatshi isahluko 12, unika umfanekiso womfazi emile, inyanga ekhanda lakhe lelanga, kumbe ilanga ekhanda lakhe, futhi lenyanga ngaphansi kwenyawo zakhe, futhi umgobho obomvu wema ukudla umntwana masinya lapho nje ezalwa. Futhi wathatha umsila wakhe, futhi wadonsa ingxenye eyodwa kokuthathu yenkanyezi zezulu, futhi waziphosela emhlabeni. Likunanzelele lokho na? Manje lokho akutsho ukuthi uSathane ulo umsila omude awuwakitsha ebantwini, kodwa inganekwane ayikhulumayo, futhi wadonsa ingxenye yesithathu yalezo nkanyezi. Lezo nkanyezi zaziyinzalo ka-Abrahama. U-Abrahama wathi, oh, uNkulunkulu watshela u-Abrahama, khangela phezulu ezulwini futhi ubale inkanyezi nxa ungenelisa. Wathi, angeke ngikwenze. Wathi, kunjalo awungeke wenelise ukubala inzalo yakho, inkanyezi. Ngubani inkanyezi ekhanyayo yokusa? UJesu waseNazaretha, okhanya ukwedlula bonke abake baphila enyameni yomuntu, uyinkanyezi yokusa ekhazimulayo, futhi uyinzalo ka-Abrahama esiza ngo-Isaka. Futhi thina sifile kuKristu sithatha inzalo ka-Abrahama, futhi sizindlalifa ngokwesithembiso. Ngakho inkanyezi zezulu zazimela imimoya yabantu lapha, futhi lapho umgobho obomvu, iRoma, ngaphansi kokuzingela kwayo, yadonsa ingxenye ezimbili kokuthathu, eze kumbe ingxenye eyodwa yokuthathu yezinkanyezi, futhi waziphosela phansi. Lokho kwakusekubethelweni kwenkosi yethu uJesu lapho bemlahla, futhi wamphosela phandle, futhi babengelalutho lokwenza ngaye. Kwakulaleyo ngxenye yesithathu yezinkanyezi zengilosi, izidalwa zezingilosi. Bona, emzimbeni wakho phakathi kwakho, silomunye umbuzo kulokho ngokuqondeneyo ukuwuphendula ngcono. Ngakho lapho ngaphakathi kwakho ngumoya omunye umuntu, ingaphandle yakho ingumuntu oyedwa, ingaphakathi yakho ingomunye umuntu. Ngakho ingaphakathi yakho ingokukamoya, ingaphandle yakho ingokwenyama. Bona, futhi lesi sidalwa, nxa ukhokhelwa ngumoya, nguNkulunkulu, ube yisithunywa sikaNkulunkulu, kumbe ingilosi. Isithunywa sikaNkulunkulu, ingilosi kaNkulunkulu, libala linye elifanayo, awungeke ulahlukanise. Isithunywa sikaNkulunkulu, kumbe ingilosi kaNkulunkulu. Futhi yiphi elegunya elikhulu kakhulu na? Ingilosi evela ezulwini, kumbe ingilosi kupulupithi na? Yiphi elalo na? Ingilosi kupulupithi. UPawuli wathi, nxa ingilosi evela ezulwini ingabuya futhi ichumayele elinye ivangeli kini kulaleli esesilichumayelile, makabe ngoqalekisiweyo. Ngakho ingilosi egcotshwe ngomoya ongcwele, futhi ngelizwi, ima eceleni kukaNkulunkulu, kunjalo, ezulwini, igunya layo. Amandla wonke ezulwini lasemhlabeni anikezwe esandleni sami. Hamba, futhi ngizahamba lawe. Loba yini okubophayo emhlabeni ngizakubopha ezulwini. Lokho okukhululayo emhlabeni ngizakukhulula ezulwini. Oh, nxa ibandla elikhulu elingcwele lingananzelela kuphela amandla alo ukwenza lezi zinto, kodwa kulokuthandabuza okunengi lokwesaba lokuthuthumela, limangala uba kungenzakala na? ingelokho kukhona ibandla alisoze lime liqondile futhi lapho ukukhuluma konke kokwesaba sekunyamalele futhi lo moya ongcwele ubusa ibandla ngokugcweleyo khona ke ukwesaba konke akusekho futhi lelo bandla lilamandla bona ngani balakho konke izulu elilakho ngemuva kwabo bangabameli besihlalo sobukhosi ngempela ummeli kaKristu legunya futhi konke lokho uKristu okungokwakhe kungokwalowo meli futhi wathi hambani emhlabeni wonke lingabafakazi bami emva umoya ongcwele usubuyile phezu kwenu futhi kuyini umfakazi ngummeli ikubuya ufakaze ulutho amandla wonke asezulwini asezandleni zakho oh kungani sihlala na futhi ibandla liyinyumba futhi siyahlala singenzi lutho kungenxa yokuthi kasinanzeleli lezi izinto manje imiphefumulo eyayisentolongweni engaphendukanga kwakungayisizo izidalwa zengilosi ezalethwa phansi ngesimo sengilosi kodwa kwakuyimimoya yalezo zidalwa zengilosi ezawayo ngaphambi kokusekelwa komhlaba emuva le ngesikhathi impi isenzakala ezulwini futhi usathane lo mgobho balwa futhi-ke kumbe Mikhayeli futhi umgobho walwa loLusifa futhi uLusifa waphoselwa phandle labantwana bakhe bonke zonke ingilosi ayezikhohlisile futhi lezo ngilosi zeza emhlabeni futhi zazehlisa ngaleso sikhathi ukuba ngumuntu futhi lapho zikwenza kulapho amadodana kaNkulunkulu ebona amadodakazi abantu ukuthi ayimahle futhi azithathela kubo abafazi bangamadodana kaNkulunkulu wonke umuntu ozelwe kulumhlaba uyindodana kaNkulunkulu kungelani lokuthi uyisoni kumbe lokho ayikho uyindodana kaNkulunkulu edalwe ngesimo sikaNkulunkulu okwendumiso kaNkulunkulu udalwe ngaleyo ndlela kodwa uNkulunkulu ekuqaleni wayesazi ukuthi ngubani oza kumamukela lokuthi ngubani ongasoze amamukele ngakho-ke wayengamisela ngaphambili kumbe engamiseli ngaphambili kodwa ngokwazi ngaphambili wayengatsho ukuthi ngubani oza kusindiswa lokuthi ngubani ongasoze asindiswe ngoba wakwazi ukuthi nguwuphi umuntu owayeza kuthatha uphi umoya futhi leyo mimoya eyavela esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu futhi ime phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu futhi yaphila lamabhiliyoni lesikhathi esingelakubalwa umhlaba ungakaqali ebukhoneni bukaNkulunkulu ucabanga ukuthi ayazi lutho mayelana ngokukhonza na futhi yehla phansi futhi yangena ebantwini futhi iyakhonza uNkulunkulu impela iyakhonza uNkulunkulu futhi ilolwazi ngoNkulunkulu futhi ikhaliphile futhi ilobuqili futhi ifundile izikhathi zonke kodwa uNkulunkulu wayilahla kusukela ekuqaleni ngakho-ke mngani ukuba lilunga lebandla kumbe ulwazi lwezenkolo kumbe enye into akula ngitsho into eyodwa yokwenza ngakho kufanele kube ligazi likaJesu Kristu futhi lokuzalwa okutsha lokho okukuhlanganisa kuye njengomuntu munye nanko-ke uNkulunkulu ekuqaleni lapho esazi ukuthi amadoda labafazi benziwa baba munye hatshi ababili benziwa baba munye behlukaniswa omunye wafakwa enyameni lomunye kutiyofani wayekwazi lokho ngakho ukuze kufakazelwe lokho kuwe lapho uNkulunkulu esenza umfazi akazange athathe uthuli futhi wamenza njengalokho akwenza indoda wathatha ubambo ohlangothini luka-Adamu futhi wasesiba yinto eyavela endodeni ngoba uyingxenye yakhe liyakuthola manje bona nanko-ke nanzo ingilosi futhi uNkulunkulu lo moya ohlanganiswe loNkulunkulu ungumoya munye kunjalo manje umoya kaNkulunkulu ohlala ebandleni ngumoya owavela ezulwini lo uNkulunkulu awaziyo ngaphambi kokusekelwa komhlaba lo owalahla amanga kadeveli futhi lowo moya wenza okokuthatha umzimba wenyama ukuba athathe ukuvivinywa kwakhe wayemele abe yinyama njengeminye leyi eyakwenzayo futhi yonke leyi yafakwa ejogweni elilinganayo futhi uNkulunkulu ekuqaleni wayazi imimoya leyo eyayiza kwenza lokuthi yiphi eyayingasoze nanko-ke lo develi uhlakaniphile kakhulu engakhohlisa nje abakhethiweyo nxa kwakungenzeka ngakho leyi imimoya lezi ingilosi ezatshumayelayo zazisentolongweni ingilosi nxa ungakunanzelela lapha ngomncinyane u-N okutsho ukuthi umuntu ingilosi izithunywa lapha emhlabeni zona futhi indlela kuphela ezazingona ngayo kwakuyikungakholwa futhi indlela zazile nkolo yazo futhi azikholwanga umbiko kaNowa azikholwanga umbiko kaInoki futhi zaphika umbiko wazo futhi zalashwa. IBhayibheli lathi zalashwa. U-Enoki waprofetha kuzo wathi, inkosi iyeza lenkulungwane ezilitshumi zabangcwele bayo. Futhi baprofetha, futhi uNowa wakha umkhumbi, futhi bathi, ungumgiqiki ongcwele, uluhlanya, akula nto enjengezulu elizayo. Futhi ikhulu lamatshumi amabili eminyaka yaqhubeka. Futhi wayelenkolo eyayilosindiso kuyo. Bakule ndlela yokuphepha eyenziwayo, kodwa babesuthisekile esimweni sabo. Yiyo indlela okuyiyo lamuhla, ukuthi abantu basuthisekile esimweni sabo, kodwa kule ndlela yokuphepha, futhi leyo ndlela ingoJesu Kristu. Amen. Nankoke, isizwe esifanayo, imimoya efanayo, futhi babengabantu benkolo impela, abenkolo sibili, kodwa bakhutha isifungo sesivumelwano. Ngakho kunjalo lamuhla, abantu bayahamba ebandleni futhi bajoyine amabandla amakhulu futhi bazame ukuba ngumuntu odumileyo ukwedlula bonke edolobheni. Nxa babefuna ukujoyina ibandla, bathola elikhulu kulawo wonke edolobheni, lelihle, lelicatshwanga kahle kulawo wonke edolobheni. Balukhutha kude okunganani ubizo, balukhutha kude kanganani. Indlela kuphela ongabakwazi ngayo uJesu Kristu kungesambulo sikamoya. Hathi ngesayensi yezenkolo lokuthi ufunda iBhayibheli okunganani, loba ngowe Christian Science, Methodist, Jehovah Witness, kumbe loba yini oyikho. Kungelani lalokho oyikho, kawusoze ubekwazi ngelizwi. Ngumoya kaNkulunkulu omembulayo kuwe, kuyisambulo sikamoya. Lapho u-Adamu esesivandeni sase-Edeni lo-Eva, lapho labo bantwana bephoselwa phandle, nango esiza uKhayini, ele sayensi yenkolo enhle, wathi, uNkulunkulu kufanele abekwazi ukuthi senza lokhu ngobuhle, ngobuhle benhliziyo yami. Ngizakwakha i-altare enhle, ngizabeka amaluba phezu kwalo, ngizabeka izithelo phezu kwalo, ngizalenza libe lihle. Ngeqiniso ngamthulisa ulaka lukaNkulunkulu ngalokhu, futhi ngimvumele abekwazi ukuthi ngiqinisekile enhliziyweni yami. Wayeqondile ngokuhamba kwelizwi, uNkulunkulu wayefuna ukukhonza, wahamba ukuyakhonza, wenza indawo enhle yokukhonza kiyo, enkulu, isakhiwo indlu enhle yokukhonzela, njengalokho beyibiza lamuhla. Futhi wakwenza kahle, wakwakha kahle, futhi wabeka i-altare phakathi kwakho. Wayengayisuye ongakholwayo. Kodwa u-Abela, phezu kwelizwi likaNkulunkulu, kwakungela Bhayibheli elalilotshiwe ngaleso sikhathi. Kodwa uNkulunkulu wembula kuye ukuthi kwakungayisiso sithelo esasikhupha phandle kwesivande se-Edeni. Kwakungayisiwo ma-apula u-Adamu lo-Eva abawadlayo. Ngempela kwakuyizinto zasemacansini ezabehlukanisayo, zabagabanisa. Futhi besazi ukuthi babesifa, futhi kudlulisa ngegazi lika-Adamu. Langegazi lenyoka elaliqalise lokhu, u-Abela, ngesambulo sikaNkulunkulu, wahamba futhi wathatha iwundlu, futhi walinikela, futhi uNkulunkulu wathi, yikho khona, sibili. Lapho besehla phansi kwentaba yokuguqulwa, uJesu wathi, abantu bathi mina indodana yomuntu ngingubani. Abanye bathi uMose, labanye bathi u-Elias, futhi abanye bathi uJeremia, labanye bathi ungulowo mprofethi. Wathi kodwa lina lithi ngingubani na? UPetro wathi wena uKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Wathi, ubusisiwe wena Simoni kaJona, ngoba inyama legazi kakukwembulanga lokhu kuwe. Khangela, akuseyikho ngencwadi, akuseyikho kungesikolo, awukufundanga eseminari, futhi akula omunye umuntu owakutshelayo. Inyama legazi kakukwembulanga lokhu kuwe, kodwa ubaba wami osezulwini ukwambulile kuwe. Futhi phezu kwaleli dwala, ngizakulakha ibandla lami, njalo amasango esihogo akayi kulinqoba. Nanko-ke, nanto ibandla likaNkulunkulu ophilayo. Yikho, phezu kwalelo bandla, phezu kwaleso sambulo, leli bandla lakhiwe. Kuyisambulo sikaNkulunkulu, leso uNkulunkulu asembulileyo, ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu, futhi umamukele njengomsindisi wakho oqondene lawe, usudlulile ekufeni wangena ekuphileni. Futhi umoya ongcwele uyahamba lokusebenza kumalunga alumzimba. Nanto ibandla, kungelandaba nxa liyahawula futhi lisemishini, futhi uyama ngaphandle phansi kwesihlahla sephayini kwenye indawo, kumbe loba lingaphi. Loba kuyindlu yomunye umuntu emhlanganweni wensitha, loba kungaba ngaphi. Ubuhle lezinto akumkhanyi uNkulunkulu, yikuqiniseka kwenhliziyo ngesambulo ukuthi uJesu Kristu unikeziwe njengendodana kaNkulunkulu, umsindisi oqondane lathi. Amen. Mina bo, thina awusoze ukuthole lokhu usedlula kanje, singakwenza na? Nampo labo aba ngale lapho ayakhona, ingilosi izithunywa, abo bachumayeli lezo zihlakaniphi zona izithunywa ezingakholwanga lapho uNowa ehamba uyachumayela kibo futhi wabatshela ngani ngenani kulumkhumbi bathi lalelani lumgiqiki ongcwele lalelani loluhlanya ngani kakulazulu ngubani oke wezwa ngento enjalo ngani minabo asila amabandla na asisibo benkolo na ngani babengabenkolo uJesu wathi kuza kuba isizukulwane esedlulayo nje lapho kuza kuba isizukulwane esizaphinda njalo njengaphambi kokubuya kwakhe njengoba kwakunjalo ngensuku zikaNowa ngakho kuza kuba njalo ekubuyeni kwendodana yomuntu ngoba babesidla benatha bethatha besendiswa babele reni wayinevada ngalezo sikhathi kwenye indawo babele nhlobo yonke yombhedo abalayo lamuhla bebuthana lokudlala lokwenza inhlekisa abahlekayo lokunjalo vele simo sobuNkulunkulu kodwa bephika iqiniso eliqotho isivumelwano umbiko womusa uNkulunkulu esenza indlela yakhe futhi esipha abantu isivumelwano sakhe ukuthi babeya kuphepha kanjani kwakulensindiso kukho usindiso lwaluyindawo yokuphephela kuyini esikudinga ngosindiso na namuhla abantu bathi asiphili ngaphansi kwesimo sikahulumende wokuzibusa okuhle kuyini esikufunayo na angilandaba isimo sikahulumende esiphila kuso sokusuthisa abaningi sifuna igazi likaJesu Kristu kunjalo sifuna uKristu ngiyathakazelela isimo sikahulumende sokusuthisa abaningi lokho akulani lokwenza ngosindiso lomphefumulo ngempela uhulumende labo bazedlula futhi isizwe sonke siza kwedlula futhi ngike ngama ngase lapho uFaro ababemikhona futhi udinga ukuba ugebhe amafidi angamachumi amabili ngaphansi komhlabathi ukuthola izihlalo zobukhosi ababehlala khona wonke uFaro lemibuso yakhe yalumhlaba lakho konke kwezinto zakho eziqegayo ziza kwehluleka futhi zedlule kodwa uJehova uzabusa nini lanini ngoba unguNkulunkulu ongafiyo siqinile phezu kwedwala uKristu Jesu siyama ngoba ezinye zonke indawo lichebe-chebe elichonayo akulandaba loba ku imibuso izaphakama futhi yehluleke kodwa oh akulalutho angilandaba loba ku loba yini akulalutho olukhona akulalutho oluzayo indlala kumbe izingozi kumbe loba yini okungasehlukanisa kulolothando lukaNkulunkulu olukuKristu lapho umuntu ezelwe ngomoya kaNkulunkulu akaseyisidalwa sesikhathi kodwa uyisidalwa salapha kade amen usedlule ekufeni waya ekuphileni usedlule kusuka usedlule esilinganisweni sesikhathi wangena kulapha kade angeke abhubhe futhi uNkulunkulu wafunga ukuthi uzamvusa ensukwini zokucina ngakho bangaba namabandla enu wonke amakhulu lezikhathi zenu zonke ezinkulu lakho konke elikufisayo futhi likhulume insomo zenu ezingcolileyo futhi libe lemidlalo yenu yamakhasi lokudla kwantambama kwemisobho lento yonke eliyifunayo futhi libe lomthumayeli ofundileyo emile lapho mhlawumbe engenza umsebenzi ongcono kukho ukwedlula abanye balaba abafana abadala abangazilutho ngama-ABC abo kodwa ngilitshela iqiniso ngingaba ngcono ngibe lomfana ongaziyo o-ABC bakhe ethumayela kimi owazi uKristu kulabo bonke abakhulu bezazi zenkolo abakhona kanye lemfundiso zenu okungacatshwanga ngazo impela phansi lapha eKentucky kungasi kude umfanyana omdala owayengenelisile ukubala ibizo lakhe uQobo wathi inkosi yambiza ukuchumayela futhi wayefuna indlu yesikolo ngani iziphathamandla zimvumelanga ukuba layo omunye umchumayeli omkhulu weza lapho elesibambo ebizweni lakhe njengalokho omunye udokotela omkhulu wezenkolo ngani bamvumela ukuthi abe lesikolo sibili wabamba imvuselelo yamaviki amabili ngitsho lomphefumulo owodwa futhi uyise wabuyela wathi manje mvumeleni abe layo ngingumtheli wentela ngilelungele umfana wami ukuthi abe layo futhi umfana wami ufanele abe layo laye ngakho wabuyela ukuyafumana futhi ababuze bathi awu sizamvumela abe layo okungaba ibusuku obubili futhi baqhubeka futhi bamvumela abe layo obusuku obubili futhi lobo busuku lo mfanyana omdala wasukuma lapho futhi engakwanisi lokubala iBhayibheli kwaba lomunye owambalela isifundo sakhe kodwa lapho esiya kuplatifomu wayegcotshwa ngomoya ongcwele futhi lapho echumayela phose amachumi amabili beza ku-altari futhi lo owayezitsho ukuba ngumchumayeli wakhala indlela yonke esiya eCalvary e-altari sibili mfowethu akusikho lokho okwaziyo ngulo omaziyo yiwo umqondo yikho lokho okukuthathayo ukuthatha ukuba mazi uKristu ukuba mazi impilo ukumlahla yikufa ngokuphangisa siye kweminye imibuzo yethu imibuzo manje eyehla phansi isiya eGeorgia amatshe aphakathi kwe-amelani kusambulo 21:19-20 Ngalifisa ukuthatha isikhathi livula amabhayibhile enu. Asilaso isikhathi esiningi manje. Kodwa ngizazama ukuyiphendula ngokuphangisa. Isambulo amathumi amabili ngiyakholwa ngo-21:19-20. Yebo, okulungile, phakathi lapho uzafumana ukuthi wayekhuluma ngamatshe ayesesakhiweni, futhi amatshe ayeyizisekelo. Nxa ungananzelela, ngiyakholwa ukuthi ulakho lapho, mfowethu Nevile. Futhi ilitshe ngalinye laliyisisekelo, hathi ilitshe elilodwa liyisisekelo, lamanye kodwa ilitshe ngalinye laliyisisekelo, ilitshe ngalinye laliyisisekelo esiqinileyo, futhi kwakulamatshe alitshumi lambili. Futhi nga unanzelela lawo matshe alitshumi lambili apha ngalinye ukuqala siqala ngejaspa lesadiyasi lokunjalo njengalokho kumela ilitshe ngalinye. Ebhayibhilini lapho uzafumana ukuthi ayibizwa ngokuthi amatshe athile, amanye awo umahluko omncinyane alikazelizwe ngawo. Nxa ungakhangela kusichazamazwi uyathola ukuthi lilitshe elifanayo, ibizwe nje elitshiyeneyo liguquliwe. Kodwa kuqalisa ngejaspa. Ijaspa kwakulilitshe likaBenjamini, kumbe ilitshe lika indodana yokuqala uRubeni. Ilitshe lokuqala lalinguRubeni, elaliyijaspa. Ilitshe lokugcina lalinguBenjamini, ilitshe lokugcina phezulu. Manje amatshe lawo alitshumi lambili, izisekelo ezabekwakiwo, lawo amatshe alitshumi lambili ayele ngaphezu kwesambatho sesifuba sika-Aroni. Futhi ayemela wayengumpristi omkhulu walezi izizwe, linye ngalinye lamatshe okuzalwa kwabo phakathi lapha kusihlangu lesi. Futhi lapho abantu bebona lesi sihlangu, bananzelela ukuthi u-Aroni wayengumpristi omkhulu waleso sizwe sonke. Lapho bebona ilitshe lokuzalwa kulesi sihlangu. Manje lapho sithola lokhu embikweni kamfowethu Nevile, lokhu kusa, futhi izikhathi eziningi beletha i-Urimi-Thumimi. Liyakubona kukhulunywa eBhayibhilini njengendlela ababekwazi ngayo ukuthi umbiko wabo wawuliqiniso kumbe hatshi. Amatshe lawo lapho besiyakhuluma lokho umuntu akukhulumileyo, umprofethi waprofetha. Futhi amatshe wonke lawo abenyezela kanye-kanye, kwenza imvube-mvube yenkanyiso eyathatha isafire, lejaspa, lekabanku, lamanye amatshe wonke etshengisa ukukhanya kwawo. Wayenza umbala owodwa omkhulu omuhle womchilo wamakhosikazi owahlanganisa into yonke ndawonye. Manje lamuhla lapho i-Urimi-Thumimi leyo yasuswa kanye lobupristi, manje leli Bhayibhili liyi-Urimi-Thumimi kaNkulunkulu lamuhla. Futhi lapho umtshumayeli etshumayela, akumelanga kube indawo eyodwa encinyane lapha, futhi yikho kuphela abeka khona amathemba akhe. Kumele kube liBhayibhili lonke likhanyisa umbiko lowo othunyayelwa ngumuntu. Leyo yiyo into, hathi indawo eyodwa nje. Futhi uthi, awu, iBhayibhili lithi lokhu, sibili likhuluma izinto eziningi. Kodwa kumele ukwenze konke kubekwe ndawonye. Futhi lapho umoya kaNkulunkulu usiza futhi ungena elizwini, ubeka konke ndawonye, futhi ukhanyise ukukhanya okukodwa okukhulu, futhi lokho kukhanya nguJesu Kristu. Ameni. Manje amatshe lawo alitshumi lambili ayezisekelo ezilitshumi lambili ezaqalela kuRubheni loGadi, njalo kusehla kusiya kuBenjamini, izizwe ezilitshumi lambili, amatshe alitshumi lambili. Futhi amatshe lawo ethempelini eJerusalema elitsha lasezulwini, isisekelo ngasinye siza kubekwa phezu komunye wabokhokho. Manje khangelani, liyawananzelela amatshe. Manje lizababona okhokho batshengiswa kokunye, komunye umbuzo nje. Chasisa esesine, izidalwa ezine zikasambulo 5. Mfowethu Nevile, nxa ulakho lokho khona lapho duzane, kumbe abanye benu kukasambulo 5, sizabala lokhu okomzuzu nje. Kungumfanekiso omuhle lapha, lapha ngilawo mina, isambulo isahluko 5. Futhi ngabona esandleni sokudla salo owayehlezi phezu kwesihlalo sobukhosi ugwalo olubhalwe ngaphakathi langemuva, langemuva lunanyekiwe ngempawu eziyisikhombisa. Manje akusiyo leyo ndawo, ngifuna ukufika phambidlana. Izidalwa ezine, kasiboneni indima 14. Kulungile mnumzana. Manje nanku sihamba kunjalo. Manje kasiqaleni phezulu lapha kundima 12. Hatshi, ngithemba futhi izidalwa ezine zathi ameni. Hatshi, kule ndawo encinyane ngemuva kwalokho, mfowethu Nevile, khangela, ngezwa ilizwi. Kasiboneni umzuzu nje, bengikubala isikhatshana esedluleyo. Nanku silapha, kasiqaleni kundima 6, indima 5. Futhi omunye wabadala wathi kimi, ungakhali, khangela isilwane sesizwe sakoJuda, impande kaDavida sinqobile ukuvula ugwalo lokuqhaqha impawu zalo. Ngasengibona futhi phakathi kwesihlalo sobukhosi lezidalwa ezine eziphilayo langaphakathi kwabadala Iwundlu limi kungathi lihlatshiwe, linamakhanda ayisikhombisa lamehlo ayisikhombisa, angomoya abayisikhombisa abathunyelwe bevela emhlabeni. Ngifuna ukuthi libambe lo mbuzo, futhi nxa ngingawubambi phansi lapha ngomzuzu, ngifuna ukuthi lilethe njalo. Ngifuna ukukhuluma ngalokho, imimoya eyisikhombisa yamehlo ayisikhombisa ayephezu kwewundlu. Oh, leyo yinto enhle sibili. Awu, sifuna ukuthatha lumbuzo omfowethu manje. Kulungile, lingakukhohlwa lokhu manje. Futhi weza wathatha ibhuku esandleni sokunene salo owayehlezi esihlalweni sobukhosi. Futhi lapho eselithethe, izidalwa ezine labadala abangamachumi amabili lane awa phansi phambi kwewundlu, ngulowo lalowo wabo elamachacho. Manje lezo ezine, izidalwa ezine lapha, nxa likunanzelela, manje kasiqhubekeleni phambili futhi sibale phambidlana. Amachacho egolide egcwele imiganu futhi lempepha, njalo lemikhuleko yabangcwele, futhi bahlabela ingoma entsha. Wena ufanele, futhi waqhubeka phambili benza okwabo wonke ukukhonza kwabo enkosini. Manje izidalwa lezi ezine zikasambulo, nxa lingazinanzelela indawo yonke, lina babali bebhayibhili futhi lo muntu ozalalela lithephu erekhodwayo, lezo zidalwa ezine zazilobuso obune, esinye sasilobuso obunjengomuntu, esinye sasilobuso obunjengobenkabi, futhi obunye ubuso babunjengengqungqulu, njalo lobunye ubuso babunjengesilwane, futhi azihambanga nyovane, zazingeke zihambe nyovane. Bangaki abakhumbula ibhuku elidala likasambulo lapho belifundisa iminyaka edluleyo, lapho ngize ngithathe pose iminyaka emibili lapha ebhukwini likasambulo? Abaningi abakudala bayakhumbula. Khangelani, zazingeke zihambe nyovane, ngoba indlela yonke ezaziyihamba zazisiya phambili. Nxa zahamba ngalindlela, zazihamba njengomuntu. Uba zahamba ngalindlela, zazihamba njengesilwane. Zahamba ngalindlela, zazihamba njengengqungqulu. Nxa zahamba ngalindlela, zazihamba njengenkabi. Bona, zazingeke zihambe nyovane, zazisiya phambili sonke isikhathi. Manje lezo zidalwa ezine, manje ukubamba lokhu ngokuphangisa, ngoba angifuni ukuhlala isikhathi eside kulokhu. Kodwa izidalwa ezine, isidalwa eBhayibhelini, simela amandla. Futhi liyananzelela lezi izidalwa zazingekho phandle laphaya echibini kumbe olwandle kwenye indawo ziphuma, kodwa zazisesihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu, futhi zazikhonza uNkulunkulu. Lezo zidalwa ezine zitsho amandla amane avela emhlabeni, futhi lawo mandla amane kwakungamavangeli amane, Matthew, uMarko, uLuka loJohane, omunye kaphikisi omunye, futhi omunye wabo lapho ivangeli lisiya phambili njengesilwane, siqinile silesibindi. Ivangeli lilesibindi njengesilwane, futhi liyinkosi njengesilwane. Nxa lisiya ebusweni bomuntu, lilokuhlakanipha futhi likhaliphile njengomuntu. Nxa lihamba, lingqungqulu, lilempiko ezilesiqubu futhi lokuphakama ezinkongeni. Bona lokho engikutshoyo. Nxa lihamba njengenkabi, libhiza lomsebenzi elingadonsa, inkabi yomsebenzi edonsa umthwalo wevangeli. Izidalwa ezine zazingamandla amane ayengumatewu, Marko, Luka loJohane, amavangeli amane azwakala ebukhoneni bukaNkulunkulu. Lokho kwakungu, nxa linanzelele, zazilamehlo phambili futhi lasemuva, indawo yonke ezahamba khona zazikhanyisa, zazibona indawo yonke ezazihamba khona, futhi ngamandla evangeli lapho liphuma. Lilokukhalipha komuntu, lilesiqubu sengqungqulu, lamandla, amandla okudonsa, umthwali womthwalo njengenkabi. Liloku kuqina lesibindi sesilwane, bona, ngamavangeli amane okungamandla amane esambulo isahluko 4. Kulungile, manje olandelayo ngobani abadala abangamachumi amabili lani? Kulungile, ngiyakholwa ukuthi lokho kuza kuba ngobani abadala abangamachumi amabili lani? Manje lokho kulula nje, singangena kukho. Abadala abangamachumi amabili lani ababehlezi phambi kwesihlalo sobukhosi, lokho ngiyakholwa kukundima 4, kulapho okutholakala khona, futhi lapho kwaphuma okunye kumele asiboneni ngilo 4:10. Kulungile, isambulo isahluko 4 lendima 10, kunjalo sizafika kukho. Futhi abadala abangamachumi amabili lane bawela phansi phambi kwakhe ohlezi esihlalweni sobukhosi, futhi bamkhonza ophilayo kuze kube nini lanini, futhi baphosela imiqhele yabo phambi kwesihlalo sobukhosi besithi, ufanele onkosi ukwamukela ubukhosi lodumo lamandla, ngoba wadala izinto zonke, la ngentando yakho zikhona futhi zadalwa. Manje abadala abangamachumi amabili lani. Umdala ngumbonisi. Manje nanzelelani. Bakulabokhokho abalichumi lambili labapostoli abalichumi lambili. Futhi babehlezi abalichumi lambili kwelinye icele futhi abalichumi lambili kwelinye. Kwakukhona abadala abangamachumi amabili lani. Okwakungabokhokho abalichumi lambili kwelinye icele iTestamente elidala. Abapostoli abalichumi lambili kwelinye icele leTestamente elitsha. UJesu kachongo ukuthi lizahlala ezihlalweni zobukhosi ezilichumi lambili. Lisahlulela izizwe ezilichumi lambili zakwaIsrayeli na. Manje izisekelo, khangela, kulesihlahla njalo phakathi lapho. Futhi isihlahla, uhlangothi lunye, siyathela izithelo ezitshiyeneyo. Futhi zithela izithelo zazo, kanye ngenyanga, okuzinyanga ezilichumi lambili ngomnyaka. Zithela imihlobo elichumi lambili ezithelo umnyaka ngamunye lapho usedlula. Ichumi lambili, kunombolo yokukhonza, uyabona. Futhi kulamachumi amabili lani, kungaba ngamachumi amabili lani. Abapostoli abalichumi lambili, labokhokho abalichumi lambili, behlezi esihlalweni sobukhosi. Okulungile, manje indima 4, kumbe umbuzo wesine. Intambo ebomvu kuGenesis 38 yayimelani. Intambo ebomvu, nxa ungananzelela, kwakunguJuda, futhi wayelamadodana, futhi omunye wamadodana akhe wathatha umfazi waseKenani, futhi lumfazi waseKenani wayengelabantwana, le ndodana yakhe yafa. Kona-ke umthetho ngaleso sikhathi, kwakumele athathe indodana elandelayo, kwakumele ithathe umkamfowabo, futhi ivusele inzalo kofileyo, futhi omunye, akavumanga, futhi enze lokho ayemele akwenze, futhi inkosi yambulala. Kona-ke wayele ndodana eyodwa encane, ngakho uJuda wathi, mana, indodana leyi ize ichayele ikhule kuze kufike endaweni yokuthi uyendele kuye. Futhi lapho esekhulile esefike endaweni lapho okwase kumele achade inkosikazi enye yabafowabo ababili. Awu, kwakumele amthathe. Kona-ke, ukuvusela inzalo kubafowakhe ababefile phambi kwakhe. UJuda kanikezanga umfazi, umfazi waseKenani, indodana, umfana. Futhi wamchiya esiya phambili nje. Ngakho wabona ukuthi wayesenza into engalunganga. Ngakho uyaphuma phandle. Futhi athandele iveyili ebusweni bakhe. Futhi wahlala endaweni kaZulu wonke njengesifebe. UJuda weza wasethatha owesifazana njengomkakhe. Futhi wayeyisifebe. Futhi wabamazi. Futhi wathi, awu, yimbadalo bani onganyipha yona. Futhi wasesithi, wathi ngamupha izinyane. Wathi awu, ngipha isibonakaliso sokuthi uzakwenza. Ngakho wathatha udondolo lwakhe, le ndandatho yakhe lokunjalo. Futhi wakugcina. Futhi lapho beletha izinyane, abasifumananga isifebe ngoba wayengayisiso sifebe. Emva kwesikhatshana, wayetshengise ukuthi uzakuba ngumama. Futhi lapho, esetshengisile ukuthi uzakuba ngumama, beza batshela uJuda, umalukazana wakho udlale isihule. Wathi, ngoba useza kuba ngumama. Futhi labafana bakho bobabili sebafa. Wathi, awu, uzakubizwa futhi limtshise. Futhi ke wathumela ilizwi uJuda, futhi wathi, umuntu oyenze lokhu ngumnini wodondolo lolu lendandatho leyi. Kulungile, lo kwakungubabazala wakhe. Futhi wathi, ulungile ukudlula mina. Manje lapho esekwazi ukuthi abantwana bakhe basebeza kuzalwa, babe ngamaphahla. Futhi lapho iphahla, ingane yokuqala eyeza kuzalwa, umkhuba wesiJuda wakudala. Umntwana wokuqala ulobuzibulo, umntwana wokuqala ukuphuma. Futhi lokho, kumbula, wayengumntwana wakhe wokuqala. Akula kubo bonke abafana ababa labantwana ngaye, wayengazange abe lomntwana kuze kube yilesi sikhathi. Futhi lapho umntwana wakhe wokuqala ephuma, kwakuyisandla nje. Futhi umbelethisi wabophela intambo ebomvu, ngoba intambo ebomvu ikhuluma ngokuhlengwa. Ukuthi indodana yokuqala yentombi uMaria iza kuba ile ntambo ebomvu yokuhlengwa. Futhi lapho ebuyisela isandla sakhe emuva, omunye waphuma kuqala. Futhi lapho ekwenza, wathi, kungani wenze lokhu? Omunye lo, ulobuzibulo. Ngakho yikho lokho uGenesis 38 akuchoyo, uyabona. Ukuthi umntwana wokuqala, wahlala kwaze kwaba, ikubuya kwenkosi uJesu Kristu. Ukuthi owokuqala wayengaphansi komthetho wokuhlenga. Liyazi ngathi, imbongolo encinyane liyazi, engakhuluma ngayo. Ukuthi amehlo akhe aye, loba yini okunye, indlebe zakhe ziphundlekile. Kodwa nxa wazalwa elobuzibulo, elingelacala, iwundlu elipheleleyo lafa esikhundleni sakhe. Nanko lapho. Ngakho lokho kwakungokobuzibulo, ingane yokuqala eyaphumayo kumama, futhi babona lezo sandla, futhi babakwazi ukuthi singabuyela emuva njalo, futhi lapho efuqela phandle isandla sakhe, ukutshengisa ukuthi wayelakho, wayengowokuqala. Umbelethisi wayebophela intambo ebomvu, futhi wadonsela isandla sakhe sabuyela, bona, kodwa ngempela wayengowokuqala, leyo kwakuyintambo ebomvu. Intambo ebomvu ile indlela yonke eBhayibhelini, itsho ukuhlengwa, okwakukhombele phambili emntwaneni wokuqala esiza. Ibhiza lokuqala lizalwa, inkomo yokuqala izalwa, noba yini okwakuyikho, yonke into eyazalwa kuqala, eyaphumayo, yayingaphansi kokuhlenga, kwakufanele ihlengwe, yonke into kwakufanele ihlengwe. Haleluya! Oh, lokho nje kuyangijabulisa, liyakuthola na, okwakuqala, kwakufanelwe kuhlengwe, kwakungumthetho, ngalibusiswa ibizo lenkosi. Futhi lapho Jesu Kristu esezelwe, wahlenga umhlaba wonke, ngeqiniso wakwenza, wayengumhlengi wesidalwa sonke esake sadalwa emhlabeni. Wayengumhlengi, futhi lapho konke ukuhlengwa kuhlezi kuye, futhi akula enye indlela lakancinyane, ongeza ngemisebenzi emihle ngokujoyina ibandla kumbe loba yini okuyikho, kumele uze ngaleyo ntambo ebomvu, lowo mhlengi, leso sinini esingumhlengi. Kulungile, manje olandelayo yilo. Zingaphi izipho? Ziyini izipho ezithunyelwa mayelana ngokufa kwabafakazi ababili bakaSambulo 11? Oh, mfowethu Palmer, uba ungela kubuza imibuzo. Manje ukuhlengwa, lezi intambo lapha, intambo ebomvu, siyabona kwakusitsho ukuhlengwa. Manje umbuzo olandelayo uthi, ziyini izipho kuSambulo 11? Siyeza isikhathi, manje lapha kuzaphendula umbuzo lo owaphendulwa ngobunye ubusuku, lo umngane wami ongumtshumayeli, owabhala ngamaJuda, ukuthi kuza kuba njani. Manje lawa amaJuda aleminyaka emithathu lengxenye ethenjiswe kibo, bangaki abakwaziyo lokho na? Amathumi ayisikhombisa amaviki athenjiswa, wathi, uMesiya uzabuya futhi aqunywe ngaphakathi. Iminyaka emithathu lengxenye uKristu watshumayela, wabulawa khona kanye phakathi kweminyaka emithathu lengxenye, iminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha watshumayela. Futhi ke amanyala enza incithakalo, iMoslem yaseOma yabekwa phezu komhlabathi ongcwele, njengonkulunkulu watsho, iminyaka engamakhulu angamathumi amabili lanhlanu kungakenzakali, iza kuba imile lapho. Umprofethi wakubona, futhi wayibona, futhi wathi, abezizwe baza kuba bethumbile lapho kuze kuthi isikhathi sabezizwe siphele. Manje kusasekhona iminyaka emithathu lengxenye ethenjisiweyo. Nxa ungananzelela, laba abafakazi babaSambulo 11, baprofetha inkulungwane, insuku ezingamakhulu amabili lamathumi ayisithupha, yona kanye iminyaka emithathu lengxenye. Manje futhi babegqoke izambatho zamasaka. Manje khangela inkonzo yabo, lokho abayikho. Manje laba abafakazi ababili babulawa. Manje babuyela kumaJuda, emva kokuhlithwa kwebandla labezizwe, ibandla labezizwe liya ekhaya okwedili lomtshato. Futhi njengoRibeka ehanjiswa endaweni kaAbrahama loIsaka, futhi bathathana. Futhi uRibeka loIsaka baphuma begcwele ilifa lakho konke, uAbrahama ayelakho, konke kwaya kuIsaka. Impela, futhi kwakungeke kuze kuIsaka, kuze kuthi kuqala uIsaka achade. Oh, haleluya! Nankoke! Futhi uKristu uba uNkulunkulu uhlala kulo opheleleyo, umzimba olamanxeba, ngokupheleleyo nini lanini, futhi laphakade. Lapho iwundlu lomlobokazi bechada ezulwini, uyaphuma elelifa lonke eligcweleyo. Impela, uIsaka loRibeka baphuma belelifa eligcweleyo. Futhi lapho lumkhosi uqhubeka ezulwini, womlobokazi, umlobokazi wabezizwe echada inkosana, indodana kaNkulunkulu, enkazimulweni. Lapho bechada, kule minyaka emithathu lengxenye, ethatha indawo, lapho uMose loElija, okuyikuthi uMose kaswelakalanga, hatshi, umzimba wakhe wathwalwa, ingilosi zamthatha. Akawonakalanga, akabolanga, wayengumfanekiso opheleleyo kaKristu. Wafa futhi ingilosi zamthwala, futhi lo develi akakwazi lokuthi wangcwatshelwa ngaphi, futhi wazama ukulwisana loMikhayeli ingilosi enkulu mayelana ngokungcwatshwa kwakhe. Yikho lokho iBhayibhile elakutshoyo, uNkulunkulu wamthatha ohlwithweni.
futhi u-Elija lapho ehamba lapho umprofethi kaNkulunkulu waya phansi eJordani wakhupha ijazi lakhe futhi wachaya amanzi futhi ehlukana kwesokunene lesokhohlo waya phezulu entabeni u-Elija wathi kuyini ongilandelela khona wathi ngifuna isabelo esiphindwe kabili somoya wakho wathi ucele into elikhuni kodwa nxa ungibona lapho ngihamba wagxilisa amehlo akhe kuye futhi emva kwesikhatshana phansi kuvela ezulwini kweza inqola yomlilo lengilosi zomlilo amabhiza omlilo no-Elija wakhwela futhi waya phezulu enkazimulweni akazange anambithe ukufa wagukulwa kufanele afe futhi nxa ungakhangela laba abaprofethi ababili bakasambulo 11 benza into yinye uMose lo-Elija abayenzayo uthi mfowethu Branham uthi okungitshela ukuthi u-Elija lomose lokhu besaphila ngempela ngani ngaphambi kwentaba yokuguqulwa entabeni yokuguqulwa uJesu engakayi eCalvary lapho kwema bobabili uMose lo-Elija bemile lapho bekhuluma laye ngeqiniso bakwenza abafanga futhi babengazange bafe bayinyama kufanele bafe ngakho basesimweni nje sokukhazimuliswa belindele leso sikhathi futhi ke lapho bephenduka futhi bathumayele yona kanye iminyaka emithathu lengxenye ngaphansi kogcobo lobhaphathizo lukamoya ongcwele lapho izibusiso zisuswa kwabezizwe futhi ibandla lihlwithwa futhi leli qandayo ibandla elipholileyo liyazingelwa njengezinja ngeqembu lesikhomanisi leRoma futhi lapho bezingelwa futhi bebulawa bayabulawa leso sikhathi laba abaprofethi bathumayela iminyaka emithathu lengxenye futhi ibhayibhili lathi bazabulawa phakathi kwesikhulu esitaladini esibizwa ngokomoya iSodoma leGibhithe lapho inkosi yethu eyabethelwa khona lokho kusemuva eJerusalema bona emuva eJerusalema ebizwa ngokomoya futhi balala esitaladini okwensuku ezintathu lobusuku futhi-ke ekugcineni kwensuku ezintathu lengxenye umoya wokuphila wangena phakathi kwabo futhi bavuka kwakumele bafe njengabanye abafayo kwakumele bakwenze futhi lapho bebulala laba abatshumayeli ababili bathumayela bemelana lobubi futhi baletha umlilo uvela ezulwini ngubani owenza lokho bona baletha inhlupho zivela ezulwini futhi bachaya umhlaba ngokuphangisa njenge futhi loba yisiphi isikhathi ababefuna ngaso futhi baletha umlilo uvela ezulwini futhi bamisa amazulu ekuneni ingwe lapho bekufuna khona kwakungubani lowo nguye sibili uMose lo-Elija futhi nampo labo bafakazi ababili futhi lapho behlukuluza ibandla kumbe umhlaba ngokuthumayela kwabo futhi besamukela njalo amaJuda futhi bebabuyisela ekuphendukeni bebabuyisela ekukholweni ku lapho bebona uJesu elanda umlobokazi baza kuthi khangelani lo nguNkulunkulu wethu ebesimlindele nguye kodwa akalandi bona ulanda umlobokazi wakhe futhi umlobokazi wakhe lapho uJosefa esiya eGibhithe akathathanga abafowakhe kanye laye kodwa wathola umlobokazi wakhe khonale impela kodwa lapho esezazisa kubafowakhe kwakungenamuntu owayekhona kunjalo sibili futhi lapho ezazisa kulawa majuda kuzakuba kungela muntu lapho kuphela amajuda kulalabo ababulala ujosefa bemile lapho futhi wathi awu ningujosefa mfowenu futhi wakhala futhi bathi manje siyazi ukuthi sizithelile ngoba zambulala into efanayo lawo majuda azakuba lesikhathi esikhulu sokuhlupheka ngaphambi kokubuya manje kokuzingelwa bebaxoshanisela elizweni lakibo kubaxotsha njengequku lezimvu zibuyela entabeni iKhameli ngaphetsheya lapho inkosi uJesu eza kulanda umlobokazi wakhe futhi bayambona baza kuthi nguye lowo esasimlindele nango elapho uzavuka lokusilisa emaphikweni akhe kunjalo futhi ibandla insali yamajuda lapho becina bebulala labo baprofethi ababili futhi belele esitaladeni esibizwa ngokomoya iSodoma leGibhithe lapho inkosi yethu eyabethelwa khona bathumela izipho omunye komunye umhlaba uyakwenza manje mfowethu Palma nanku-ke khangela emuva embalini yesiRoma futhi uza kufumana ukuthi kulesizwe esisodwa emhlabeni wonke esathumeza izipho ngemva kwempi lo ngumbuso weRoma yiso isizathu ngisithi umpiku Kristu uphuma eRoma isilo siphuma eRoma singeke siphume eMoscow siphuma eRoma umgobho obomvu owema emfazini ukudla umntanakhe ngokuphangisa nje esanda kuzalwa lo develi wayengaphi lo develi na kwakungubani na uKesari Augustus owathumela futhi wabulala bonke abantwana kusukela eminyakeni emibili ubudala kusiya phansi umgobho obomvu umgobho isilo kutsho amandla eRoma ahlukuluza futhi azama ukufumana lowo mntwana uKristu futhi leyo nto efanayo sonke isikhathi amaroma endulo esiyedeni ayevame ukuba lokunqoba okukhulu babethumela amatshe amhlophe lakho konke komunye lomunye njengezipho njengalokho njengezikhumbuzo ngakho lawo matshe ayele okwakuyikho kwakuyizipho ezincinyane ezazithunyelwa phakathi kwebandla lamaroma impela khona kanye kufanele kube njalo ngema khona lapho edolobheni leVatican futhi ngakuqinisa ngeBhayibheli upapa egqoke umqhele okathathu Vicarious Fili Dei zonke lezo zinto engazizwayo lokunjalo liqiniso ngempela iqembu lezenkolo elibusa sonke isizwe ngaphansi kwezulu futhi liyakwenza nanko lapho kunjalo akulalutho lokumelana labantu beKatolika hathi mnumzana bayafanana nje lomuntu wonke kodwa inkolo yabo iphambukile mayelana laleli iBhayibheli nxa leli bhayibhili liqondile baphambukile bona bathi kabenzi akulandaba lokho ibhayibhili elikutshoyo yilokho ibandla elikutshoyo siyakholwa ukuthi ibhayibhili likhuluma ngegunya eliphezu konke impela lilizwi likankulunkulu ngakho uyabona lapho amatshe lawo ayethunyezwa kuleso sikhathi sesambulo lapha kungamatshe ayeyizipho ezazithunyezwa komunye lomunye lokho okutshengisa kuphela ibhayibhili lathi isambulo lapha lathi lo olokuhlakanipha makabale inombolo zesilo lo olenhlakanipho makenze okunje lokunje lo olomoya wezipho ezithile makenze okunje lokunje liyabona ukuthi ibandla lisilela okunganani ijaha lingibuzile lokhu kusa mayelana ngezipho zikamoya mayelana ngokukhuluma ngendimi umfo omncinyane eqinisekile sibili ngiyakholwa uza kuba ngumtshumayeli ezinye zalezi insuku futhi mayelana ngebandla ngathi kulokunengi kwakho okuyinyama kasikufuni lokho kodwa sifuna into eqotho siyalangazelela ukuba layo awungeke uqale ukukufundisa ebandleni into yokuqala uyazi uyathola omunye olendini omunye olehubo khona-ke kufanele uyilwise into iphume kodwa lapho unkulunkulu ephe isipho sakhe ngentando yakhe siza kuzibonakalisa kunjalo bona izipho zikankulunkulu yikho akuthumela ebandleni ukuba linqobe manje umphiki uKristu kule nto engathi inhle kumbe imbi ilayo indlela ephambukileyo yokukwenza futhi lowo ngumbuso weRoma othumeza izipho omunye komunye izipho ngokwenyama unkulunkulu uthumela izipho zikamoya kubanqobi iRoma ithumela izipho ngokwenyama komunye lomunye siyakholwa umoya ongcwele ungumoya siyawamukela ngobhaphathizo oluvela phezulu ibandla lekatolika lifundisa isidlo senkosi esingcwele singumzimba kaKristu ukuthi lapho usamukela lesi sinkwa sekhosha kungumoya ongcwele umoya ongcwele isidlo senkosi esingcwele bona siyakholwa isiqephu sesinkwa asikholwa ukuthi kungumzimba kaKristu silungiselela ukusithatha kumizuzu emilutshwana siyakholwa kumela umzimba kaKristu kodwa akusikho yiwo umehluko phakathi kwemfundiso yekatolika lamaprotestanti bona ibandla lekatolika lithi umzimba isinkwa singumzimba uqobo ibandla lilamandla okuguqula lokhu lake labona umkatolika edlula ibandla ekhothamise ikhanda lakhe enze iziphambano futhi ngenxa yokuthi lokho kukhanya okuncinyane kuyavutha ebandleni lapho ngaphansi kwalelo thabanekele elincinyane kulokhu kukhanya okuncinyane phakathi lapho futhi leso sinkwa sekhosha silele phakathi lapho futhi lowo ngumzimba kaKristu futhi lapho uthatha lokho ngempela uthatha umzimba uqobo kaKristu esidlweni sakho sokuqala lokuvuma kwakho lokunjalo uthatha uqobo umzimba kaKristu sitsho ukuthi kumela umzimba kaKristu bona ukuthi akusilutho emhlabeni kodwa isiqephu sesinkwa futhi kungela ndaba loba kwakungayisiso sinkwa loba kwakungenye into kwakumela nje okufanayo khona kanye nje loba abaya njengalaba bantu abathi angingeke ngibhaphathizelwe echibini ngifuna ukubhaphathizelwa emfuleni kulomehluko bani ingqe obhaphathiziwe uba kusechibini futhi ngani uFilipu wabhaphathizelwa echibini lapho umthenu wayebhaphathizwa lapho uFilipu ebhaphathiza umthenu wayechibini umoya ongcwele wamhlwitha kangako waze wahlwithwa uFilipu kazange abonakale okwamamayili angamakhulu amabili wahlwithwa emoyeni wamnika inqola iphuma khona ezulwini okwamamayili angamakhulu amabili ameni kuyamangalisa manje abangcwele baza kuba bengaphi emva kweminyaka eyinkulungwane yokubusa futhi ngumzimba bani abaza kuba lawo ngizaphenduka kulokho ngesikhatshana baza kuba beloJesu okulungile umbuzo wesikhombisa sizakwahlulela njani ingilosi na lokho kutholakala sizakwahlulela njani ingilosi na ngokuba ngamadodana lamadodakazi kaNkulunkulu ingilosi zinceku thina singamadodana lamadodakazi kaNkulunkulu futhi iBhayibheli lathi sizakwahlulela ingilosi kunjalo manje manje nga wena umbuzo wesi 80 ungani inwele ngenxa yezindilosi kwabase Korinte bokuqala manje omunye kangitholele abase Korinte bokuqala isahluko 11 futhi sizabona lapho ukuthi uzafumana ukuthi kwabase Korinte bokuqala esesi 11 siyathola ukuthi uPaul uyakhuluma mangingene kukho nje okomzuzu futhi ke siza kubala ngokuphangisa futhi ke siza kubala kho phansi ngilenye into yokukhuluma kulumbhalo lapha engithemba inkosi iza kusipha khona ngendlela okufanele sibe lakho nga omunye umuntu wekuthola ngicabanga leso isahluko sesi 11 yebo kulungile manje lalelisisani lilalelisise sibili manje ukuze lizwisise manje thatha unembeza wakho futhi ufake esikhwameni sakho sevesti ngize ngiqede ukubala lokhu liyabona libabaze ngakho lalelisisani sibili lokhu kungucho kanje inkosi Wobani ngabalandeli bami njengoba lami ngingoka Kristu uPaul wathi lingilandele njengokuba ngilandela uKristu manje ngiyalidumisa bazalwane ukuthi liyangikhumbula izintweni zonke lokuthi libambelele ezimisweni njengoba ngazinika ngakini kodwa ngithanda ukuthi lazi ukuthi inhloko yawo wonke amadoda nguKristu lenhloko yomfazi indoda lenhloko kaKristu nguNkulunkulu Ubona ukuthi kunjani uNkulunkulu uKristu indoda umfazi manje yonke indoda ekhulekayo loba iprofetayo ikhanda layo limboziwe ithela ihlazo uKristu kodwa wonke umfazi okhuleka kumbe aprofete ikhanda lakhe lingambombozwanga ulithela ihlazo ikhanda lakhe manje siyathola nje umzuzu futhi silitshengise ukuthi inwele emfazini isimbozo sakhe Ngoba lokhu kufana ke lophuciweyo lokho kutsho ukuthi nga ezaquma inwele zakhe khona ke akaziphuce Ngoba uba umfazi engagubuzeli futhi kagele ukugela kutsho ukuphucwa bona kodwa uba kukubi kwesifazana ukugela kumbe ukuphucwa kagutshuzelwe manje sesisehla khona phansi embuzweni lapha obuzayo bona kulungile manje kubi kowe ikhosikazi ukuquma inwele zakhe ngokweBhayibheli manje lalelani lapha futhi libone nqa iBhayibheli lingaphi indoda ilungelo elisemthethweni ukwala umkakhe nqa equma inwele zakhe bona uba lokhu kuqondile kumbe hatshi Uba indoda ngoba indoda kayifanele ukumbomboza ikhanda layo lokho ikuba lenwele ezinde ngoba ingumfanekiso lodumo lukaNkulunkulu kodwa owesifazana uludumo lwendoda like lacabanga ngalokho na manje ngifuna ukumalapha ngoba ngifuna lokhu kuthophele sibili bona uthi manje khumbula ngibone amachumi ezinkulungwane zabafazi abahle ngiyabazi bona khona manje futhi abaningi babo behlezi ebandleni leli abalenwele ezimfitshane abangamaKristu futhi engikubeka kukho akusikho lina indlela elafundiswa ngayo bona yikho umchumayeli wenu kalitshelanga lokhu kodwa uba loba nguphi umfazi ngasethabhanekeli njengalokho khona-ke balecala bona ngoba ngeqiniso siyabatshela ngakho manje khangelani lokhu indoda ngoba indima 7 ngoba indoda manje ngubani okhulumayo lapha manje ngesinye isikhathi ikhosikazi lathi uPaul wayengozonda abafazi omdala awu manje lapho sisasekulokho masivuleni nje lapha kwabasegalathiya 1:8 futhi sibone lokho uPaul akutshoyo ngalokhu bona kwabasegalathiya 1:8 Uzafumana ukuthi uPaul wathi lapha kwabaseGalatia 1:8 lanxa kungaba yithi kumbe ingilosi evela ezulwini engalithumayiza elinye ivangeli elehlukene lalelo eselivele lalizwa kabe ngoqalekisiweyo manje lingangisoli solani yena bona ngoba indoda kayifanele isibili ukumbomboza ikhanda layo ngoba iludumo lomfanekiso kaNkulunkulu kodwa umfazi uludumo lomfanekiso wendoda manje khangelani indima elandelayo ngoba indoda kayivelanga emfazini kodwa umfazi endodeni futhi le ndoda kayidalelwanga umfazi kodwa umfazi wadalelwa indoda manje ngitsho lokhu manje ngothando oluqotho lokuhlabusa futhi ngithemba liyakuzwisisa indlela efanayo engikhuluma ngayo lokhu kodwa imelika njengomhambi wezizwe lezizwe emhlaba wonke Imelika ileminye ephansi-phansi imilayo ehlileyo ngabafazi babo ukwedlula loba yisiphi isizwe emhlabeni iParis iFrance ingaba yisakhiwo esiqongileyo eceleni kwendlela imelika evumela abafazi babo ukwenza kulihlazo likunanzelele yini ukuthi uNkulunkulu weMelika ngumfazi ngingakufakaza lokho kini ngaleli Bhayibheli kunjalo liyananzelela kumele kubuye ngaleyo ndlela ukuze ibandla leKatolika lingenise imfundiso yabo yentombi uMaria manje uba umfazi engenzelwanga indoda. Hathi, nga indoda engenzelwanga umfazi, kodwa umfazi enzelwe indoda. Khona-ke, uza kukhonza njani umfazi? Bona, manje okwakwenzayo, waqalisa eParis, futhi wehlela eHollywood. Manje iParis kumele ibe eHollywood ukuthola izitayila zayo, futhi bathole ifashini zabo lezinto. Ikwehliswa phansi, kwembeko yabafazi bethu baseMelika. Kuyini na? Ilizwe lethu selibuyele laba phansi baze bathathela amadoda imisebenzi, futhi bafake abafazi phandle lapha kulezi ndawo, kuze kuthi amaphesenti angamathumi ayisificamunwemunye abo, phose ngamawule. Futhi khuluma ngamadoda engasekho, sibili, kungenxa yokuthi bathethe abafazi phandle emisebenzini yabo, kuthi baba phansi, sibili baze bafaka abafazi, njengamapholisa okuthula isitaladeni, lihlazo kuloba yisiphi isizwe. Yebo mnumzana, uzakwenzani ngakho? Wenzani ngakho mfowethu Branham? Kumele ngikuhloniphe, ngiyisakhamuzi seMelika, ngenza lokho uvasi omkhulu athi kwenziwe. Nxa ngingake, nxa imuli ilahlekelwa inhlonipho yayo yemuli. Abantwana balahlekelwe inhlonipho yabo kumzali. Leyo muli idabuke izicucu. Nxa ibandla lingalahlekelwa inhlonipho yalo kumalusi walo. Ngani? Lelo bandla kaliseko. Futhi nxa isizwe singalahlekelwa inhlonipho yaso komthethwandaba omkhulu lesinqumo saso, leso sizwe sesiyiziqephuqephu. Kunjalo sibili, kumele sihloniphe lezo zinto, ngoba bangobasi abakhulu. Bona, kodwa akulunganga ekuqaleni. Impela, velikwazi ukuthi indoda eBhayibhelini, kaGenesis isahluko 1, lapho uNkulunkulu edala umfazi le ndoda, futhi wenza indoda lomfazi, futhi uNkulunkulu watshela u-Eva ukuthi indoda yakho izabusa phezu kwakho, abe ngumbusi wakho. Khuluma lokho eMelika njalo ubone lapho ozafika khona. Mfana, akusikho lokho. Umfazi ubusa phezu kwendoda. Kumele benze lokho. Indawo zomphakathi zibekiwe. Ngingaletha abafazi nxa kwakufanele ngikwenze ekamelweni lami lapho, ngamadazeni abafazi abahloniphekayo. Angitsho ukuthi abafazi bonke abafanelanga kwesinye isikhathi ukuthi basebenze. Mhlawumbe bale ndoda egulayo kumbe enye into, futhi kufanele basebenze. Kodwa nxa kungadingakali ukuthi bakwenze, akumelanga bakwenze. Indawo yabo ingekhaya, indlu yabo yobukhosi encinyane, yikho kanye lapho okumele babe khona. Futhi abafazi bethu beMelika babe lethuba lokuhamba baye kudla ingulube kumbe bafe, loba enyamazaneni zonke lokunjalo. Lapho leyo nto inqoba, ithatha indawo futhi iyehlisa isithunzi sonke sosendo lwayo. Kule nyoni encinyane e-Afrika, futhi inyoni encinyane umasiqoqodo. Manje ngokuvamileyo, ensikazi ihlezi imbi ngokubukeka kuzo zombili, enduna ihlezi inhle sibili, i-DA eliduna, i-LK eliduna, inyoni esadwayi enduna, i-Iqude. Futhi zonke izikhathi yona edlulayo, ngoba inyoni ensikazi inyoni yangekhaya, ihlala esidlekeni, iyakhulisa abancinyane bayo, ifihliwe kukhozi, inyoka, ikhanka, loba okunye, bona, ukukhulisa abancinyane bakhe. Kodwa kusendo lapho lokho kumbe ebulilini, lo owesifazana, kumbe ukunsikazi, kuyedlula ngobuhle, kuhlezi kuluhlobo olwehlisa isithunzi. E-Afrika, uyathatha inyoni, kule nyoni encinyane khonale, futhi yiyo kuphela engiyaziyo, kumazwekazi engiwaziyo, ukuthi ensikazi inhle ukwedlula enduna. Futhi lapho, kusenzakala, leyo nyoni, liwule njalo njalo, iyabhodabhoda futhi ithole enduna, futhi igijime phandle ibekele inqumbi yamaqanda emva isihlangane lenye, futhi ivumele enduna ihlalele phezu kwamaqanda, lapho isiyazingela enye enduna. Lokho yikho kanye, bona lokhu engikutshoyo. Phakathi manje khangela, eMelika lamuhla abafazi bethu, indoda encinyane evela eKentucky yangitshela, insuku ezilutshwana ezedluleyo, ukuthi kwakulabafazi abangamakhulu ayisificaminwembili ababesebenza efekithali ethile lapha eKentucky. Futhi wathi, isibili ngizizwa ngilondolozekile ekufungeni ukuthi amakhulu amane abo ngempela ngamawule ezitaladi, futhi abafazi abachadileyo belabantwana. Omunye umfo wakhupha umkakhe phandle lapho, futhi wamsebenza ngepulanka, futhi-ke waphosa wambulala, futhi omunye waqhubeka ukuyadubula umuntu, futhi omunye esika lokulwa. Lokho akufanelanga kube njalo. Lokho akulunganga. Faka umfazi ekhitshini lapho amele abe ngakhona, khona-ke yonke into iyakulunga. Kodwa ungamfaka phandle le emsebenzini womphakathi, akasekho. Impe, angitsho ukuthi abafazi beMelika bayagigideka beqaphise ikhanda labo futhi bethi, akulalutho kulokho. Futhi ngitshengise ngeqiniso, kufanele ukwenze, ngoba iBhayibhili labikezela ukuthi uzakwenza. Kumele ukwenze. Futhi lapho, kwakuvamile ukuba isikhathi eside esedluleyo, ebandleni leMethodist, nxa umfazi engaquma inwele zakhe, wayekhutshelwa phandle kwebandla. Ngeqiniso bakwenza. Yebo sibili, ama Nazareni, ama Pilgrim Holiness, ama Pentecostali, bonke babevame ukukwenza. Kuyini okwenzakalayo? Liyazi kungani? Lilezitabane emva kwepulupiti. Kunjalo sibili. Omunye umuntu uyesaba ukuba itikiti labo lokudla, uyesaba ukuthi bazaxotshwa, baxotshwe ebandleni. Babengela sibindi sibili sokuma, ukuma elizwini likaNkulunkulu, loba kuzwisa ubuhlungu kumbe loba kungazwisi. Kunjalo sibili. Lalelani lapha, indoda ingumbusi. Ungacabangi ukuthi ungabusa indlu. Awusombusi wendlu. Ngempela wena kawusiswa sigqili manje, kodwa umncedisi. Futhi u-Adamu indoda yayilokubusa phezu komkayo, futhi ulomlandu kuphela ngomkakhe. UNkulunkulu wenza indoda ephendulele umkayo. Manje bala futhi ubone uba uNkulunkulu ekutsho lokho manje. Ngoba indoda kayifanele ukumboza ekhanda layo, ngoba njengoba usemfanekisweni lodumo lukaNkulunkulu. UNkulunkulu akasuye mfazi, uNkulunkulu yindoda. Liyazi lapho besenza intombi uMaria lakho konke lokho, futhi lokunqu kumbe ukunusela layo yonke into enjengaleyo, futhi bakhuleke kuntombi uMaria. Liyazi ukuba kungikhumbuza ngani uNkulunkulukazi omkhulu uDiana, lo uPauli amkhalimelayo, futhi wamxotshela phandle. Kunjalo wathi, ngani uNkulunkulu akasuye mfazi? Idwala lawela phandle ensimini, futhi bathi uNkulunkulukazi uphosele phansi isithombe sabo. Yiso isizathu umfazi eKorinte, futhi phezulu phakathi lapho labo ababekhonza uDiana babefuna ukuba ngabatshumayeli. Bathi, ngani umoya wasitshela ukuthi singatshumayela? Wathi, ini waphuma ilizwi likaNkulunkulu kini, futhi laphuma kini lodwa? Nxa loba nguphi umuntu ozicabanga ukuba ngokamoya kumbe umprofethi, kavume lokho engikutshoyo ukuba yimilayo yenkosi. Umfazi makathule futhi azehlise ebandleni, engafundisi kumbe ukuba lamandla. Yikho khona kanye, yikho lokho okwathiwa ngumbhalo. Bona futhi uNkulunkulu uzakwenza ixuku labatshumayeli likuphendulele lokho ngosuku lokwahlulelwa. Awu, lalela uthi awu, ngiyakutshela ngafundiswa lokho, selikwazi ngcono manje. Kunjalo nxa wena kumbe omunye umuntu eqalisa ukuthatha isilinganiso somuthi, futhi omunye umuntu akutshele ukuthi kule tshefu, futhi uyaqhubeka futhi uthathe kungenani, zindaba zakho emva kwalokho. Bona manje lalelani kulokhu. Ngoba indoda kayivelanga emfazini, kodwa umfazi endodeni. Ngenxa yalokhu, umfazi kufanele abe lamandla phezu kwekhanda ngenxa yezingilosi. Ukhona omunye wenu okubalayo na? AbaseKorinte bokuqala, isahluko 11, le ndima 10. Nxa lingananzelela, amandla, ngani? Ezingilosi, AbaseKorinte bokuqala, ngoba ingilosi ngamadoda, isithunywa. Khangelani, kungu-eni omncinyane njalo, lapho ingilosi ezihambelana lengilosi zasezulwini. Kungu-eni omkhulu, uhlamvukhulu eni, lapho okulo-eni omncinyane, zingilosi ezingamadoda. Kodwa kungelani, akula lapho indoda kumbe umfazi, futhi umfazi kasilutho ngaphandle kwendoda, kwendoda enkosini. Ngoba njengoba umfazi evela endodeni, ngokunjalo lendoda ivela ngomfazi. Zonke izinto ngezikaNkulunkulu. Yahlulelani ngokwenu. Kufanele yini ukuthi umfazi akhuleke kuNkulunkulu elenwele ezimfitshane engambozanga? Cabanga ngakho manje. Manje khangelani, imvelo uqobo lwayo kayilifundisi yini ukuthi uba indoda ilenwele ezinde? Uthi kwakumayelana ngani inwele? Kaliboni lokho uPawuli akhuluma ngakho na? Inwele, inwele ezinde. Nxa umfazi kufanele abe lenwele ezinde. Indima 14 manje. Imvelo uqobo lwayo kayilifundisi yini ukuthi uba indoda ilenwele ezinde? Kulihlazo kuye. Liyakuthola na? Kulihlazo ukuba indoda ibe lenwele ezinde. Kodwa leyo indawo yomfazi. UNkulunkulu wenza indoda ngokwahlukileyo lomfazi. Ubulili lokukhangeleka layo yonke into. Kamelanga agqoke isembatho. IBhayibhili lathi ukuthi nxa umfazi engagqoka amabhulugwe kumbe loba siphi isembatho esinjengesendoda, kuyisinengiso. Kungcolile futhi kukhangeleka kukubi phambi kukaNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu uzamenza ukuthi akuhlawulele. Uzalalela bani na? Kodwa leli liBhayibhili. Futhi uyagijima futhi uthi, ngani? Ngicabanga ukuthi kuhle ubona abafazi begqoke amabhulugwe, kodwa uNkulunkulu wabenza ngokwahlukileyo, bafuna begqoke okwahlukileyo. Futhi iBhayibhili lathi nxa umfazi engagqoka loba isembatho esinjengesendoda, kuyisinengiso. Liyakwazi ukuthi isinengiso kuyini? Yinto engcolileyo emehlweni kaNkulunkulu. Futhi uJehova omkhulu okhangele phansi phezu kwakho njengento engcolileyo. Futhi iBhayibhili lathi, futhi wena othi abanye benu amakhosikazi manje ukumankazana enu amancinyane asase ngontanga ichumi lesificaminwembili iminyaka ngamachumi amabili ubudala libayekela begijima phandle lapha begqoke njengalokho ayikho futhi lawe futhi mama bona lapho uphuma phandle futhi ugqoke amabhulugwe lezinto futhi uphile futhi ungene esitaladeni futhi kube lalezo mpahla ezindala abazenzayo kulezi nsuku futhi kukwenze ukhangeleke njengento ongayisiyo bona futhi uyaphuma phandle lapho esitaladeni ukhangeleka ukhanukisayo ungaba nje ungelacala futhi umsulwa phambi kwendoda yakho lakho konke kodwa nxa uphuma phandle esitaladeni uthi indoda ikhangele phezu kwakho ngoba uzitshengisele njengalokho ulecala futhi uza kuphendula ngosuku lokwahlulelwa ngokwenza ukufebe layo yonke indoda eyakukhangelayo njengalokho yikho lokho ibhayibhili elakutshoyo ibhayibhili lathi loba ngubani okhangela umfazi amkhanuke usevele wenza ubufebe laye enhliziyweni yakhe futhi ulecala futhi uza uyabuya ekwahlulelweni futhi uthi nkosi uyayazi inhliziyo yami anikaze ngenze ubufebe ngaphila ngiqinisekile endodeni yami kodwa lapha kuza kuba le ndoda lapha kuza kuba lenye lapha eyinye ichumi lanhlanu amachumi amabili amachumi amathathu amachumi amane abo bemile lapho besithi icala lobufebe ngani enye indoda yakukhangela awu ngangingelani lakho awu kungani wazitshengisela kanjalo na lapho unkulunkulu ekutshela ukuthi ungazigqoki kwakuyisinengiso ukukwenza futhi uyahamba ukuyalalela ngubani othanda usuzi kumbe kuyini lokho lakufumana yini lokho okwenzakala ngendoda kangubani othanda usuzi na lonke lakubona lapha kungasikude ephepheni lapho sasiphuma phandle kukaspa wayo mini kwaphuma phandle futhi ngubani ibizo lakhe lo mfo kulo siyamthanda usuzi kumbe kuyini lokho phakathi kuyini lokho emhlabeni okwakuyikho lonke lina elihlala ngekhaya ngolwesithathu ebusuku futhi likhuthe umhlangano wokukhuleka ukuba likubone kuyini lokho manje siyamthanda lini ibizo lalokho ngiyamthanda ulusi indoda yakhe ifanele ukuyitshaya lapha lalapho ibanjiwe phandle ngalena ereno navada lenkazana ensundu obephila laye okweminyaka futhi yikho lokho elikuhlalela ngekhaya ukukubona kulokuhamba lizwe ivangeli umfazi wakuvuma isihawu akula lutho oluhlanzekileyo ngaphandle kukajesu kristu busisa inhliziyo yakho mfowethu ngiyakutshela wena mfo abanye be uthi minabo khangela iqembu abanye amanqe amabi sibili esilawo omadla ezibolileyo zinyoni ezinhle kawungeke wahlulele inyoni ngensiba zayo bona ngakho khumbula nje lokho minabo manje khangela ngabe imvelo uqobo lwayo yileyo ndima 14 ngayilifundisi ukuthi kulihlazo kowesilisa ukuba lenwele ezinde lokho kungokomfazi kodwa uba umfazi elenwele ezinde kuludumo kuye manje ukhuluma mayelana ngani ingwane linabantu bekatolika eliyigqokayo ebandleni hatshi ngempela okuyisimbozo okuncinyane phezu kwekhanda lakho lehenki ukhuluma ngenwele zakho manje futhi nxa umfazi egela inwele zakhe uquma udumo lwakhe futhi akavunyelwa ku-altare ukukhuleka bona nje lokho elakutshoyo lapha ngabe kuyinto evamileyo emfazini ukuyakhuleka lekhanda lakhe lingambozwanga uthi lapha uthi awu kufanele agele inwele zakhe ngakho makaphucwe impabanga nxa kunjalo futhi nxa eza kuphucwa impabanga wathi lokho lihlazo kulihlazo ukuba umfazi enze lokho khona-ke wathi kumele ukuthi ambozwe manje njengibala incwadi kaphawuli lina lonke kukini bona kodwa uba umfazi elenwele ezinde kuludumo kuye ngoba inwele zakhe uziphiwe ukuthi zibe yisimbombozo wathi uzaphiwa ingwane na lina bantu bekatolika kumbe lina maprotestanti loba yiphi oya ebandleni futhi efuna ukugqoka ingwane uthi awu ngiya ebandleni kufanele ngigqoke ingwane hatshi kufanele uthiye inwele zakho zikhula yiwo umahluko bona ngoba inwele zakhe ziphiwe kuye ukuthi zibe isimbozo futhi kulihlazo kuye ukubuya ebandleni engambozanga ukuya ku-altare ukuyakhuleka kodwa uba umuntu ebonakala ele angikholwa ngingakhuluma lelo bala nkan inkani liyakwazi ukuthi inkani kuyini kasilawo umkhuba onjalo loba ibandla likankulunkulu manje nxa ufuna ukuphikisa ngakho uyaphikisana lalokho kulungile nxa ufuna ukuba le nkani ngakho akwenzi ngitsho umahluko asibayekeleni beqhubeka ngani ngicabanga ukuthi akusilutho kayisikho lokho inwele eziyikho kungenani yilokho inhliziyo eyikho kuliqiniso lokho nxa inhliziyo iqondile inwele ziza kuqonda qhubeka nxa ufuna ukuba le nkani upawuli wathi asila mkhuba onjalo kumbe ibandla likankulunkulu wathi nxa ufuna ukuba ngowecele likakhayini awu Kubeka uye phambili nje. Kodwa lokhu yikho uPaul aye kutsho. Oh, futhi angitsho ukuhleka ngoba akusiyo ndaba yokuhleka. Kodwa ngiyalitshela bangane, kulihlazo ukubona indlela lezo zinto ezivunyelwe ukwenziwa. Ngilalelani, yini bodade wethu abathandekayo. Ngifuna ukuthi likhangeleke kahle sibili, libe ngabahle kakhulu. Yikho elimele libe yikho. Yikho elimele libe yikho. Futhi kumele uhlabuse lokuba ucazimula lento yonke njengalokho ongaba yikho lapho indoda yakho isiza okufanayo nje njengokuthi leso kwakuyisithandwa sakho futhi kumele uhlangane laye eminyango ngokuqabuja uhlabusa kuye njengoba kwakuyikho ngosuku umqabuja ku-altar ukuba umkakho kunjalo angikusoli ngokukhangeleka kwakho umuhle sibili futhi ngifuna ukuthi ube ngaleyo ndlela uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ngiyafuna lapha esinye isikhathi esedluleyo ngangikhuluma noJack Shula ngubani oke wezwa ngoJack Shula umthumayeli odumileyo iMethodist elayo wathi umfazi weza futhi wathi inwele zincwelile futhi ehlafuna ichingamo lempahla zakhe zingaphelelanga kuye wathi uyazi indoda yami ayisangibekezeleli njalo futhi wathi angimsoli okunjalo manje kodwa lokho okufanele ukwenze kufanele ube sendleleni eqondileyo ungathathi umcece wakho lobuhle eHollywood ukuthathe eBhayibhelini phambi kukaNkulunkulu ngoba likhosikazi yenza njengekhosikazi gqoka njengekhosikazi hlanzeka yenza njengekhosikazi ungagqoki lezo loba yiphi indoda evumela umkayo aphume phandle futhi agqoke lezo zinto ezincinyane phambi kwamadoda futhi lazo izinto ezindala ezincinyane aphume phandle ekusikeni utshani egumeni lezi zinto ezinjalo numzana ngiyakutshela mfowethu angitsho ukuba lolunya uNkulunkulu uyakwazi ukuthi leyo inhliziyo yami kodwa kuzamele ukuthi kuzafanele ukuthi ngintshintshe okuningi ningakavumeli owami akwenze ngiza kuba ngubhasi phezulu oqaqeni phezulu lapho ingxenye kuphela ngisenelisa uyabona futhi lapho ngingenelisi ngizasuka lapho kunjalo oh mfowethu lokho kulusizile hlazo kubafazi ukukwenza lokho futhi angitsho dade angikugconi ngizama nje ukuthi ibandla lethu lapha alila malunga abantu bayabuya nje lapha kodwa le yindlu kaNkulunkulu futhi ngempela siyatshela abantu ukuthi bengagqoki lezo zinto ukuthi uza kuphendulela ngosuku lokwahlulelwa manje khangela lapha futhi uyekele inwele zakho zikhule bona futhi ube likhosikazi manje kulokhu okokuthi ngiyatsho kini angilidumisi ngoba libuthana ndawonye ngo hatshi ngokuhle kodwa okubi ngoba okokuqala lapho lisiza ndawonye ebandleni ngizwa ukuthi kukhona ukwehlukana phakathi kwenu lokunjalo uyaqhubeka phambili manje etafuleni lesidlo manje lalelani kulokho yiso isizathu ukuthi ingilosi manje mfowethu Palma angikutsheli kulithephu utshumayela into efanayo phansi le engiyenzayo lapha kodwa uyazi kahle lakamhlophe futhi wena ungumthumayeli uyakwazi lelo liqiniso mfowethu kulungile ngakho ingilosi lapha ngamadoda nxa ungakunanzelela mfowethu Palma kusebaleni elincinyane izingilosi futhi iBhayibheli liyaqhubeka lisiya phambili ukhuluma ngendoda lomkakhe bona yikho lokho isifundo esiyikho iyo indlela abantu abadideka ngayo eBhayibhelini bathi awu uNkulunkulu ukhuluma into eyodwa lapha futhi enye hatshi uyaphuma esifundweni hlala khona esifundweni esifanayo yikho kuphela ukhuluma ngendoda lomkayo manje enye into eyodwa engifuna ukuyitshaya singakavali iza kungithathela phose imizuzu emibili baza kuba bengaphi abangcwele emva kweminyaka eyinkulungwane yokubusa na futhi ngumzimba bani abaza kuba lawo na ngicabanga ukuthi lowo ngumbuzo omnandi kakhulu ngiyakuthanda lokho nje manje kasikhangeleni khona kanye kiwo ekuqaleni uNkulunkulu sizabuyela emfundisweni yethu yamaHebheru okwemizuzu nje emilutshwana uNkulunkulu wayeyileyo inkalakatha yomthombo omkhulu wemibala eyisikhombisa bangaki abakwaziyo lokho bona futhi bangaki abakwaziyo ukuthi uNkulunkulu ulemimoya eyisikhombisa impela imimoya eyisikhombisa futhi kwakulamehlo ayisikhombisa ewundlwini lokunjalo konke lokho kusiza ndawonye manje bona manje lo kwakunguNkulunkulu manje lapho yena ilogosi yaphuma kuNkulunkulu okwakunguNkulunkulu ephuma kulumthombo owodwa omkhulu esiya emzimbeni osesimweni somuntu futhi kwenza ilogosi esiyibiza iTheophany manje nxa ungathatha iTheophany lapho ukhangela kulokho ngumuntu manje ukuthi thina manje yikho lapho esasikhona ekuqaleni manje alikuzwisisi khona manje kodwa wawusemuva lapho ekuqaleni ngaleyo ndlela lapho umuntu esenza lapho uNkulunkulu esenza umuntu emfanekisweni wakhe wamenza iTheophany futhi wambeka kuphela enyameni lapho uNkulunkulu esenza umuntu ngomfanekiso wakhe ngesimo sakhe babe kuGenesis 2 babe kumbe uGenesis 1:28 ngiyakholwa kuyikho kwakungakabi lomuntu okulima umhlabathi futhi uNkulunkulu wayeseqedile ukwenza owesilisa lowesifazana kunjalo kungela muntu okulima umhlabathi khona ke uNkulunkulu waletha umuntu phansi kancinyane futhi wambeka empilweni yenyamazana ilumzimba njengenyamazana ukuze ukuthi alime umhlabathi ukuze athinte leyo tiofani kayithinti kayiboni kayinambithi kayinuki kayizwa imizwa leyo esilayo ngakho uNkulunkulu wabeka umuntu phansi lapho ukuze athinte lokuzwa lokubamba futhi lapho ehamba esivandeni seyideni kuqala njengetiofani njengomoya ongcwele uphakathi lapha manje ihamba phakathi lapha wakhokhela impilo yenyamazana yanqanda yonke into kodwa yayingeke ilime umhlabathi bona ngakho uNkulunkulu wambeka enyameni ukuze alime umhlabathi wamnika imizwa emihlanu ukulima umhlabathi futhi lokulungisa izivini lo lokunjalo futhi ke indoda yayilokhu ikhangeleka ilesizungu oh lo ngumfanekiso omuhle Kangela ngoba lapho esenziwa kuqala wenziwa abantu ababili ndawonye wenziwa kokubili owesilisa lowesifazana umuntu wayeyikho iBhayibheli lathi wayenjalo uNkulunkulu wenza umuntu kokubili owesilisa lowesifazana wamdala yena nanzelela manje lapho umuntu wesehlukaniswa kutiyofani futhi wabekwa enyameni wayengekho lapho nje ngakho konke ingxenye yesimo sakhe yayilokhu iyitiyofani ngakho akukhanyelekanga kukuhle lapho kwaphuma ukuduna lokunsikazi enkomeni lapho kwahamba ibhiza futhi lapho kwaphuma inkabi futhi lapho kwaphuma okunye konke ngokubili kodwa u-Adamu wakuyibona kwakukhona okusilelayo Lokho kulangatha uqobo kwatshengisa ukuthi kwakulowesifazana obemlindele liyakuthola futhi imicabango uqobo esilayo ukuthi sizakufa lapha ukuthi siyakhathazeka lokudideka futhi siyalangazelela okwempilo engelakufa kuyatshengisa ukuthi kusilindele ubona futhi u-Adamu wayelesizungu futhi uNkulunkulu ukutshengisa ukuthi babengeke behlukaniswe manje ngizaphenduka kulinto efanayo umzuzwana nje Kangela, kahambanga futhi wathatha udaka wenza u-Eva. Kodwa wenza kusukela odakeni lwakuqala. U-Adamu wathatha ubambo ohlangothini lwakhe futhi wamenzela umncedisi. Futhi lowo kwakungu-Eva wenzelwa indoda futhi ingxenye yendoda. Waye ingxenye yakhe ekuqaleni endalweni kutiyofani. Waye ingxenye yakhe phansi lapha kulindalo. Waye ngeke ehlukaniswe kweyinye indalo. Waye fanele enziwe esidalweni esifanayo. Yikho kanye kungani uKristu loNkulunkulu babefanele babe ngumuntu ofanayo. Kwakungeke kube ngenye into eyahlukileyo. Nxa wayengumuntu omuhle kumbe umprofeti. Wayengeke abe ngumhlengi. Wayemele abe ngumdali ngokwakhe. Kodwa ulokhu eyitiyofani manje. Uyabona futhi indlela ayeyiyo leso sikhathi. Manje indoda yehla phansi lapha futhi wayemangalisa. Futhi uNkulunkulu wakuthanda lokho. Wathi, lokho kuhle. Makuthi babe semhlabeni futhi baphile lapho nini. Yikho kuphela. Okwelaphakade. Kusiya lokuya lokuya kuvumele nje kukhule futhi sonke isilimo siyathela lento yonke njengalokho futhi yeka umuntu aphile lezilo ziphile la yonke into kuze kube nini lanini lokho kulungile bona futhi ke isono zangena futhi ngifuna ukwenza lesi sicho khona ngakho abantu abaningi benza iphutha elesabekayo elinjalo kulumbhalo ohodwa futhi lokho kukumahubo 23 bawubala kanje yebo loba ngihamba esihotsheni esimnyama sethunzi lokufa manje akulanto enjalo ibhayibhili kalikutsho lokho ithunzi elimnyama lesihotsha isihotsha esimnyama samathunzi okufa ithi loba ngihamba esihotsheni sethunzi lokufa manje ngaphambi kokuba lithunzi kumele kube lokukhanya ukwenza ithunzi ubona uDavid ayengumprofeti futhi engaphansi kogcobo kazange enze iphutha wakhuluma nje iqiniso yebo loba ngihathi ukudlula esihotsheni esimnyama kodwa esihotsheni samathunzi okufa khona ke kufanele ube le phesenti ethile yokukhanya ukwenza ithunzi futhi iyo indlela okuyiyo lapha sikonke imvelo lokukamoya lumzimba ungaphansi kokufa futhi walethwa ngumfazi kungesilutho kodwa hathi ngoNkulunkulu uzalwa ngu-Adamu lo-Eva ungaba mnyama, mhlophe, kumbe yini oyikho, uyinzalo, inzalo evela ku-Adamu lo-Eva, lokho kwenza umzimba wakho. Uzalelwe esonweni wabunjelwa ebubini, wabuya emhlabeni ukhuluma amanga. Ulahliwe lokucalwa, ekuqaliseni kwempilo yakho, kungela ngitsho, kungela thuba. Manje ngoba umoya olawo ubuye kuwe ngemvelo, futhi ngemvelo ivela ekulalaneni. Inkanuko yendoda lomfazi kuletha umntwana wasemhlabeni. Futhi yekela lo mntwana enjalo, futhi ungamfundisi lutho oluqondileyo. Uzakwenza okubi, ungamfundisi okuhle kumbe okubi, uzathatha okubi, ngoba kuyimvelo yakhe ukwenza njalo. Khangela ingane endalanyana engekho mude kulalokho, iyahlanya sibili nje, iza nje, iza chila izandla zayo, futhi iphenduke ibe bomvu ebusweni bayo, njalo ibambe umoya wayo. Sibili, kuyini, imvelo yayo, wayithola kuyise kumbe unina, omunye wayelolaka olweneleyo ukulwisa isaha yamagetsi, kumbe uyise wakhe, uba kungenjalo, ukhulu wakhe kumbe ugogo wakwenza, bona, inzalo, ngakho lokho kwenza uzelwe emhlabeni, weza ngemvelo, futhi isimo sakho sonke simnyama, futhi singcolile, futhi silahliwe, lokuthukwa, futhi uya esihogweni, kunjalo. Kodwa lapho usizelwe kutsha, khona-ke, ukukhanya kukaNkulunkulu, kukhanya phansi kulowo mphefumulo. Haleluya! Ngakho-ke, akuse isihotsha esimnyama, kodwa isihotsha esilethunzi phakathi kwaso. Ungabe umboziwe lapha ngemnyama, futhi lezinto ebusweni bethu, kodwa kulokukhanya okweneleyo phakathi lapho. Futhi ngolunye usuku, lokho kukhanya lobumnyama kumele kwehlukane. Futhi lapho ukukhanya kukhanya, ubumnyama buyabaleka. Futhi lapho sihamba ukuya kuba loKristu emzimbeni lowo, ubumnyama lokufa kuyanyamalala. Futhi siyangena ekukhanyeni okupheleleyo. Duma kuNkulunkulu, nanko silapho, akusela kugula, akusela bumnyama obuhlanganiswe lakho. Khona manje silakho konke umkhuhlane lentokozo, futhi silempila kahle lamandla, futhi silezikhathi ezinhle lezikhathi ezimbi, futhi lezikhathi zentokozo lezikhathi zokudana. Lokujabula losizi lokunjalo, awu, lithunzi nje. Silokukhanya okweneleyo okwazi ukuthi kulokukhanya lapho, futhi silokhu sisemzimbeni, enyameni. Kodwa ngolunye usuku, usuku luzakusa, yikho lapho ingilosi yokufa ezahlala khona enyaweni zombheda, yikho lapho udokotela azathi, konke sokuphelile. Futhi lokhu okwenyama kuyasuka kokomoya, futhi ukukhanya kuyavuleka ekukhanyeni, futhi ubumnyama bubuyela ebumnyameni. Khona-ke, lokhu okufayo kugqoka okungafiyo. Yikho lapho lokhu ukubola kugqoka okungaboli, yikho lapho lokhu okufayo kugqoka okungafiyo, futhi sesisuka ekubeni isidalwa sesikhathi sisiya esidalweni saphakade. Awungeke uhambe phandle lapho lobumnyama obupheleleyo. Kufanele ube lokukhanya ebumnyameni. Nankoke, ilo mzimba owamukelayo. Ukuyini esikwenzayo? Awu, mfowethu othandekayo ongcwele, dadewethu othandekayo ongcwele, umhlaba ongakasekelwa, lapho uNkulunkulu ekudala ngomfanekiso wakhe, kumbe edala indoda emfanekisweni wakhe, futhi wadala umfazi ngomfanekiso wendoda ngodumo lwendoda, wakwenza waba yitiyofani, njengaye nje, lapho esithi mase ezidalweni ayesezidalile. Akasenze umuntu ngomfanekiso wethu uqobo, emfanekisweni wethu, itiyofani. UNkulunkulu wayengakabi yinyama, wayekutiyofani. Futhi uMose wambona, uMose wakhala, Nkosi, ngivumele ngikubone. Wathi hamba ngemuva futhi ucatshe edwaleni, esikhaleni. Futhi uMose wabuyela esikhaleni leso. Futhi lapho uNkulunkulu edlula, umbane lokuduma. Futhi uNkulunkulu esedlula, wayefulathelise umhlane wakhe kanje. Futhi uMose wathi, kwakungumhlane womuntu. Haleluya! Kwakungubani uMelikizedeki owabuya phansi, inkosi yaseSalema, engelababa kumbe umama, engelakuqala kwezinsuku kumbe kuphela kwempilo? Nguye yena, futhi wehla phansi. Nguye lowo owakhuluma ku-Abrahama, owambuthanisela umzimba omncane owenyama njengalokho, futhi waphefumulela kuwo, wangena phakathi kwawo, futhi kwehla phansi njalo wadla ithole, wanatha uchago enkomeni, futhi wadla ulaza, futhi lesinkwa somumbu, futhi ingilosi ezimbili. Futhi bephuma lapho, futhi konke lokho nje kwanyamalala, kwahamba. Angizange ngicabange ngalokho. Lapha esinye isikhathi esedluleyo, ngihlosha ushambo empopweni. Ngangile 22 umpopo, kuyi 220 swift futhi lina bazalwane. Elenza ngokwemibhobho phakathi lapha liyazi. Ushambo oluncinyane, ushambo olungamachumi amane lesificaminwembili. Olungaba lude kangaka, oluvamileyo, 22 uhlamvu. Luhlohliwe phose esikhaleni samandla okuhlala khona uhlamvu lwe 3006. Manje ngi-ifekithali ihlosha lokho kuphose kube amafidi angamakhulu amane ngomzuzwana. Kulungile, kodwa ungafaka okweneleyo, uhlohle ngokwakho, futhi ungakufaka kuze kufike amafidi azinkulungwane ezinhlanu ngomzuzwana. Futhi ngenye indlela, nga ubudubula, sasidubula ngelinye ilanga, emayadini angamakhulu amabili, futhi uhlamvu lwaluchaya uthuli, lwaluphapha umbhobho ungakakhali, yiso isiqubu sawo. Ngakho uthathe uluthi lokuvungula amazinyo, liyazi, ingxenye eyisipatalala soluthi lokuvungulisa amazinyo, futhi ufike phansi empuchini yakho, futhi ugcwalise leyo nto ngempuphu. Phose nje ezine kumbe ezinhlanu, inhlamvu ezincinyane, futhi ukubeke phezulu lapho, futhi ubusufaka uhlamvu lwakho phakathi lapho. Ume lapha, futhi unohlamvu esandleni sakho ngomzuzwana, futhi udubule phandle lapho, endlegwini ehlezi amafidi angamakhulu amabili kuwe. Futhi indlegu, ayizange ngitsho, inyikinyeke, uhlamvu lubuyela esimweni salo, sokuqala emagasini. Nanti uhlamvu lwekhopha lomthofu kuhlanganiswe ndawonye, lo mzuzwana owodwa, uyaphenduka kuze kuthi, ungasakutholi njalo, kubuyela emuva njengalokho okwakuyikho, iminyaka engamabhiliyoni alikhulu edluleyo. Ubuyela emagasini. Amagasi lawo kumele abumbeke futhi abuyele abe yikhopha lokuba ngumthofu lokunjalo njengalokho. Lawo magasi kumele ahlale phansi. Manje, nankoke, yiyo indlela esiyiyo lapha. Sivela esimweni esiphezulu. Ekuqaleni sasisemfanekisweni kaNkulunkulu. Isimbozo lokumnyama kuyasenza singakwazi manje. Kodwa uJesu watshela abafundi bakhe ukuthi yena wayelabo umhlaba ungakasekelwa. Bona, sasinjalo. Awungeke ubekwazi manje. Kodwa ukhona ekuqaleni, futhi ngale lithabhanekeli lasemhlabeni lidilizwa, silelinye elivele lilindele, haleluya, futhi ke siyangena kulitiyofani, lokho esake sakuphila, ukuze sidle futhi sikhawulane izandla, futhi imiphefumulo, ngaphansi kwe-altari, iyakhala, kuze kube nini Nkosi? Kulamanyathelo ayisikhombisa aya kuNkulunkulu, ngoba imimoya ayisikhombisa lapho isehla phansi. Kulungile, lapho usiya phansi kwe-altare likaNkulunkulu, babekhala, Nkosi, kuze kube nini? Singabuyela emuva ngalapha phansi. UNkulunkulu wathi, okwesikhathi esincinyane nje, kuze kuthi abanye benu bahlupheke into efanayo elayihluphekayo. Bona, futhi ke imiphefumulo yaphenduka njalo ibe ngamadoda labafazi futhi iphile lapha kade, lapho ubumnyama bonke, lokufa lokugula losizi lobumnyama sobuphelile. Akusela thunzi, sekuyikukhanya kuphela. Lalelani, nanku okukhona. Akube mnyama njengalokho okungafuna kuba yikho. Akungeke kube mnyama kangako kuze kuthi ilanga lichaye bonke ubumnyama. Ubumnyama lokukhanya akungeke kuhlale ndawonye. Ngoba ikuphi okulamandla kakhulu? Ikukhanya. Futhi lapho ukukhanya kukhanya, ubumnyama buyabaleka. Amen. Alithokozi na? Alijabuli ukuthi liyakwazi na? Kungela kuthandabuza. Akula thunzi loba ngapi. Kodwa lokhu kukhanya okubusisiweyo. Okusenhlizweni zethu manje. Enye into ibuya ifakaze. Indodana kaNkulunkulu. Amandla kaNkulunkulu. Futhi sihamba lapha. Khangela amandla kamoya ongcwele esehla phansi. Futhi aphume aye emhlanganweni. Futhi athi. Wawungunkosazana zibanibani. Ukuthi wenza into ethile endaweni ethile. Ubuhlaselwe yilokhu. Okwesikhathi eside kangaka. Kodwa itsho kanje Inkosi. Mana ngezinyawo zakho, ususilisiwe, futhi isilima lesiphofu bayaphakama ngenyawo zabo, futhi isithunzi somuntu, edliwe imvukuzane, avuke ekuphileni futhi, lempila kahle entsha njalo. Akula kuthandabuza uJesu wathi, lezi izinto engizenzayo liza kuzenza lani, futhi wathi, kangenzi lutho kuze kuthi ubaba angitshengise. Ukuyini lokho, lokho ikukhanya okuzayo, okuhlangana lobumnyama, uyabona, ukuzosihlenga, liyathola engikutshoyo. Manje ngolunye usuku kuyabuyela khona emuva lapho, futhi ke, lapho iTheofani isiba inyama engelakubola njalo njengalokho eyayikho ekuqaleni. Khona ke, uJesu uyabuya, futhi uNkulunkulu, lapho uKristu eza kuba munye. UKristu uzahlala esihlalweni sobukhosi, futhi bonke abantu baza kuba ngumuntu. UKristu uza kuba sesihlalweni sika Davida, indoda, inkosi uJesu, ngasoze afe. Asisoze sife, asisoze sigule, akusela nsizi, futhi sizaphila eminyakeni eyinkulungwane. Futhi lapho iminyaka eyinkulungwane isiyedlule kulumhlaba, khona ke uDeveli uyaphakama, futhi uvuko lwesibili luzeza, uvuko lwabangalunganga. bayabuthanisa ibutho elikhulu njengenhlabathi yolwandle futhi bayabuya ukuze bazungeleze isiwonqo sabangcwele. Futhi lapho kukwenza uNkulunkulu uyanisa umlilo lesibabule esivela ezulwini futhi kubabhubhise. Futhi uJohane wathi, wabona izulu elitsha lomhlaba omutsha, ngoba izulu lokuqala futhi lomhlaba wokuqala kwadlula, futhi kwakungasela ulwandle. Futhi mina Johane, ngabona idolobho elingcwele iJerusalema elitsha, lisehla kuNkulunkulu liphuma ezulwini, lilungiselwe njengomlobokazi ececiselwe umkakhe. Nankoke. Lapho wathi, uNkosikazi, iwundlu lomlobokazi baza kuba lapho nini lanini. Kuza kuba khona umhlaba omutsha, izigidi lezigidi zamamayila aphethiweyo. Oh minabo, idolobho, iBhayibheli liyalinganisa idolobho amamayila ayizigidi ezilitshumi lanhlanu aphethiweyo. Kungamamayila ayinkulungwane ezilitshumi lanhlanu ubude, amamayila ayinkulungwane alitshumi lanhlanu ububanzi, la mamayila ayinkulungwane alitshumi lanhlanu ukuphakama. Yiyo kanye ingcazelo iBhayibheli eliphayo ngedolobho. Akumangalisi kungasela lwandle, kwakungasela ndawo yalo. Oh, kuza kuba nobuhle obunjalo. Futhi phakathi lapho kulomthombo okhona esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu ogeleza phambi kwesihlalo sobukhosi. Kulesihlahla emaceleni wonke esihlahla somfula wokuphila. Futhi kulesi sihlahla kuhlala imihlobo yezithelo elitshumi lambili. Futhi ziyathela izithelo zawo ngenyanga yonke. Kulabadala abangamashumi amabili lane kulomlobokazi. Nanzo inkulungwane lamashumi amane lane abathenwa abethempeli. Oh mfowethu, siya kwenye indawo, izinto zihlezi phambi kwethu. Okune abadala abangamashumi amabili lane inkulungwane lamashumi amane lane zabathenwa. Umlobokazi ehlezi lo Kristu. Mina bo ukhuluma ikhaya lami, ikhaya elihlabusayo. Amen. Ukucabanga ukuthi ngilethuba lokuya khonale, futhi kulethuba lokuya khonale, futhi kungani ungakhetha ukuhamba ebumnyameni lobu, futhi ungaboni ukukhanya, futhi ufe, futhi uye enyakanyakeni njalo ungabi yilutho. Ngoba nxa ukukhanya kuthatha amandla akho amakhulu, akusela ndawo yobumnyama. Hamba uyedinga lapho okuhamba khona ubumnyama, lapho ukukhanya kusiza. Yikho lapho okunjalo, lapho izinto zonke sezibuyele kuNkulunkulu. Kwakunjalo, ubumnyama babulokuqala, ubumnyama babulesiphetho. Ukukhanya akuzange kube lokuqala kumbe akulasiphetho. uNkulunkulu kabanga lokuqala kumbe kasoze abe lesiphetho. Ngakho ngelinye ilanga, umhlaba wonke onakeleyo lesono sawo sonke lobuhle bawo. Okubizwa njalo, futhi lakho konke okumangalisayo kwawo konke lamadlabuzane, futhi lokukhangayo kwawo, lokunye konke kuzadlula kungabi yilutho. Futhi awusoze ube khona njalo, awusoze ube khona kungasela kutshatshwanga ngawo. Kwathi futhi akusoze ngitsho kubuya ekukhunjulweni futhi. Kodwa ababusisiweyo benkosi baza kuhlala kanye laye. Siza kuba lomzimba onjengomzimba wakhe uqobo okhazimulisiweyo. Futhi sihlale laye, futhi sidle laye, futhi sihlale laye, futhi sihlale laye kuze kube nini nini la nini nini. Futhi okwesikhathi sesikhathi esingalinganisekiyo. Futhi izikhathi ezilaphakade zizagiqika lomhlaba kungela siphetho. Futhi ulokukhetha lobu busuku, nxa ungalungiselelanga ukuhlangana laleyo ndawo, kungela ndaba ukuthi uhamba okunganani ebandleni, ulilunga elihle okunganani, ulahlekile kuze kuthi uKristu akunike impilo kulobo bumnyama ohamba kibo. Ungaba ngowenkolo ukholekile, lalelani bangane, inkolo ingeyengqondo. Bona bonke abantwana bakaKhayini babehlezi bele nkolo, lawo maJuda ayele nkolo lapho uJesu ebuya, kodwa bayala insindiso. Ungabe ungowenkolo lobu busuku, ungabe umPresbyterian, Methodist, Pentecostal, Nazarene, Pilgrim, Holiness, ungaba nje lenkolo uhamba ebandleni lakho futhi ufakaze, ungahlabela futhi umemeze futhi udumise inkosi, ungaletha okwethumi kwakho ebandleni, ungaphatha kahle umakhelwane wakho. Lokho akulanto eyodwa yokwenza ngesiphetho sakho salaphakade. uKhayini wenza konke lokho. Impela iBhayibheli lacho ukuthi ingqoloyi lokhula kumila ndawonye, ingqoloyi encinyane endala yahlala ilambele izulu, futhi izihlaba makhondlwane zililambele lazo. Lapho izulu lisiza, izihlaba makhondlwane ziyajabula nje ukuthola izulu njengalokho ingqoloyi ikwenza, kodwa kungezithelo zabo liza kubabazi. Manje kasikhulekeni lapho lihlola izithelo zenu. Manje baba nkulunkulu, bekukhona imibuzo enzima lapha lobu busuku. Ngingabe ngingenzanga into eqondileyo, kodwa ngobungcono bolwazi lwami uyayazi inhliziyo yami. Ngiyakhuleka nkulunkulu ukuthi uzakwamukela. Futhi manje mhlawumbe kweminye yalimbuzo nxa ngingazange ngiyenze kahle khona-ke, wena khuluma enhliziyweni zabantu, futhi wena benze nje babe lapho okufanele babe khona. Ngizwa ukuthi ungitshelile, kodwa nxa ngingabe ngiphambukile khona-ke ungixolele. Futhi ngiyakhuleka nkulunkulu ukuthi munye lamunye walaba abazathatha lezi zinto enhliziyweni yabo, futhi mabacabangisise ngokujulileyo phezu kwayo, futhi bacabange njengalokhu. Yebo, kule bandla kulezinto lezi yikho lokho iBhayibheli elakuchoyo. Mhlawumbe amakhosikazi, inkosi, uyazi angizange ngitsho loba yini eqondane lomuntu ngokubatshela. Kodwa uNkulunkulu, ngiyabathanda odadewethu, futhi uyakwazi lokho baba. Uyakwazi ukuthi ngicabanga njani ngabo. Kodwa ukuma lokubatshela into embi, ngiza kuba ngumkhohlisi kibo. Akangifisi ukuba ngumkhohlisi kubodadewethu. Ngifuna ukubatshela iqiniso, futhi baba, ngikuthatha khona elizwini lakho. Futhi manje angilahli abazalwane bami, kodwa Nkosi, ngiyakhuluma ukuthi bebephambukile lapho bevumela izinto lezi. Futhi kuba ikhosikazi lisazi okwahlukileyo, futhi lahamba futhi lakwenza, khona-ke sekukuye umalusi akalacala. U-Abba baba, izinto lezo zililizwi lakho futhi ziya kuwe. Manje wena khuluma enhliziyweni zabantu, ngiyabanikela bonke kuwe. Ngizabona lokho wena okwenzileyo baba. Uyazi, khuluma kwinhliziyo ngayinye. Siyakucela ebizweni likaKristu. Futhi lamakhanda ethu ekhotheme, ngingazi nxa omunye engaphakamisa isandla sabo ethi, Mfowethu Branham, ungikhumbule nje ukuthi ngingaba ngumnqobi ogcweleyo, futhi osukwini lokugcina ngigqoke isembatho somtshado, futhi ngibe loKristu. Ungaphakamisa isandla sakho uthi, ngikhulekele. Wonke umuntu uqhubeka wehlise ikhanda lakho phansi manje, futhi nje ukhothame. UNkulunkulu akubusise kuhle lokho lapho. UNkulunkulu alibusise bodadewethu labafowethu labo. Liphakamise izandla zenu, kuyamangalisa lokho. Manje baba, uyabona izandla zabo. Ngiyazi ngesinye isikhathi ucabanga awu umkhuleko omncinyane nje kanjalo. UNkulunkulu, ngicabanga ngalowo mama wathi izolo, umkhuleko omncinyane nje lapho endlini yakhe lolo suku lapho lowo mfana esifa, amaviki amathathu okuphila, lokho kuba imvukuzane ebuchopheni. Futhi manje ukuntshintsha izinto, ngicabanga ngoEzekiya iqamelisa ubuso bakhe ngasemdulwini futhi ekhala, Nkosi, ngiyakucela woba lesihawu kimi, nginake ngoba ngihambe phambi kwakho ngenhliziyo epheleleyo. Wantshintsha kusukela ekufeni kusiya ekuphileni. Ukumemeza kunye okuvela endodaneni kaNkulunkulu, Lazaro phuma, futhi indoda efileyo yaphuma. O Nkulunkulu, wathi, khuluma, cela futhi kuzaphiwa. Lapho ukhuluma loba yini, kholwa ukuthi lokho okuchoyo kuyagcwaliseka. Uza kubala lokho okuchoyo. Manje baba, ngiyakhuleka ukuthi ngamunye lo ophakamise izandla zabo baza kwamukela lokho abakuphakamisele izandla zabo. Futhi mababusiswe. Futhi Nkulunkulu, ngiyakhuleka ukuthi uzasiza odadewethu ukuthi baza kuba mabaziphathe, ukuthi uSathane ngethelevishini lapho magazini beTrue Story lokunjalo obekuphathwa ngokungafanele, lenhlelo ezingahluzwanga, ukuthi abangcolileyo labalenhlamba kumathelevishini lokunjalo, labo abazaku obekungaba isitsha ukuthola izigidi zemiphefumulo kuwe, kodwa ukuthi azihluzwanga kanjani. Futhi babeke zonke lezi izinto ezindala ezingcolileyo lezo aba, oh, kulusizi kanganani. Lokuba kwazi ukuthi umoya kadeveli ungenile phakathi lakubodadewethu, futhi bazama ukubenza ifashini lokuthi bagqoke njengalokho. Futhi siyafumana ukuthi khona kubafowethu njalo, Nkosi, ukuthi babona ukuthi bengabhema lokunatha, futhi baqhubeke kanjalo, futhi babelokhu bengamaKristu ngoba bathi bayakholwa. Mababekwazi ukuthi udeveli uyakholwa laye, futhi akasindiswanga, uyakholwa lokuthi uthumela. Futhi manje baba, siyakhuleka ukuthi uzakuba lesihawu kithi sonke, futhi usithethelele izono zethu. Futhi mhlawumbe abanye abangazange baphakamise izandla zabo, oh Nkulunkulu, woba lesihawu makuthi ithuba elilandelayo abaya kuba lalo makuthi baphakamise izandla zabo. Silungiselela ukuthatha isidlo, Nkosi, sithethelele iziphambeko zethu futhi lokwedluleyo kwempilo. Futhi masamukele okwesibusiso sakho ngoba siyakucela ebizweni likaKristu. Amen. Inkosi ilibusise. Ngiyaxolisa ukuligcina njengalokhu ngingazi nje ngaphambi kwesidlo. Nxa kungaba khona oze ukukhulekelwa, ongafuna ukukhulekelwa, awu, singathokoza ukwenza lokho khona nje kulesi sikhathi. Nxa kungaba khona ofuna ukukhulekelwa, kulungile mfowethu, umlethe khona phezulu, lokho kungaba kuhle. Futhi okwesikhatshana nje, futhi-ke siza kuphuma. Futhi-ke lapho siphuma khona-ke, labo abafuna ukuhlalela isidlo bengahlala. Kodwa khona manje siza kunikela umkhuleko kwabagulayo. Kuyini iBhayibheli elakuchoyo? Nxa umzalwane engakwanisi ukusukuma, lokho kulungile, limyekele nje ahlale khonapho, sizabuya kuye. Lokho kulungile, limyekele nje ahlale khonapho, futhi sizakwehla phansi, futhi simkhulekele. Lokho kulungile, kulungile mnumzana, umyekele ahlale khonapho. Kunzima kuye ukuthi ame lapha, ngani? Sizathokoza ukubuya kuye. Manje ngifuna ukwenza ukukhuluma lokho okukodwa okuncinyane, mngane wami othandekayo. Bona, ngiyakwazi ukuthi inkosi itshengisile lokhu kanenginengi lasezikhathini eziningi. Bona, angisuye umtshumayeli kangaka, angila mfundo lokunjalo. Ngiyayithanda inkosi uJesu uNkulunkulu, uyakwazi ukuthi ngiyamthanda. Kodwa into eyodwa, engabizelwa ukuyenza, ukukhulekela abagulayo. Ngiyakukholwa lokho. Lalapho ngingakabikwazi ngesipho, ngangivame ukuphuma phandle lapha esibhedlela. Kuthi ngiyakhumbula umongikazi besithi, manje uzasila, bona, kuthi nje into, ukuthi uNkulunkulu ube lomusa kangako. Ukuhlonipha imikhuleko yami ebantwini. Ngiyacabanga lokhu busuku, nxa kungabizwa umhlaba nje wonke jikelele, umenyezelwe kuyonke indawo emhlabeni, futhi uthi, wonke umuntu umfowethu Branham amkhulekeleyo, oza lapha, ngizathanda ukuthi uphe impendulo, uhulumende we-United States ngencwadi. Futhi lokho kungaba yikusakazwa umhlaba wonke jikelele. Ngiyathemba, mhlawumbe ezine kumbe izigidi ezinhlanu zabantu, zingasabela lokho kubizwa. Ngabe kungazakala, bona. Futhi labo bantu, kumbe abanye babo, sebevele befile. Belaliswe phandle ngudokotela, lo mgcini wezidumbu. Abanye babo babulawa ezingozini, abanye babo bafa ukufa kwemvelo. Abanye babo bayiziphofu bagogekile enyaweni bayaqhula bachwabhene abahluphekileyo. Ngokwengqondo ezibhedlela, bengazi lokuthi sasise sibhedlela ukubakhulekela. Babangenise, kumele babathathe, babelwisa indlela yabo ngalapho, futhi baziqumaqume, futhi engazi ukuthi kungaphi. Okumizuzu emihlanu abe ngopholileyo ehlabusa ethanda abantu, futhi eqaqabukile insuku zempilo yabo yonke, bona. Kuyini, akusuye mfowethu Branham, uJesu Kristu, wangithuma ukukhulekela abagulayo. Manje nanku lokho okuyikho, akuphumelelanga kakhulu eJeffersonville, ngoba nanku kungani. Manje ngifuna ukuthi libe kwazi, nilabaningi abaseduzane futhi abangane bami abakhulu, bakhona lapha kuleli dolobho. Loba idolobho ngokwalo, isimo sedolobho angisithandi. Angisithandi lesi simo futhi angikaze. Lapho ngisase ngumfana omncinyane, ngihlezi, ngivala amabhuku ami embali, ngathi, ngolunye usuku ngizasuka lapha, bona. Angiyithandi kangaka iJeffersonville, ilikhaphozi, liphansi phakathi lapha. Kulikhaphozi nje sibili, futhi kubi kakhulu. Hamba phezulu lapha, phezu kwespicket knobs, kumbe kwenye indawo, futhi ukhangele ngokuya, phansi eNew Albany leJeffersonville nxa ufuna ukubona. Khangela lapha odokotela bayakhuluma manje ukuthi abantu balesi sihotsha sebeswela igazi ngenxa yesimo. Ikhosikazi elincinyane phezulu lapha unkosazana Morgan wasiliswa ngemvukuzane, wahambisa inja yakhe phandle lapha esibhedlela, wacabanga ukuthi yayi lesikhwekhwe. Liyazi ukuthi kwakuyini ukuma kwe-Colgate lezinto phezu kokhula lapho okwadlula khona. Kuyindawo engelampila kahle kulazo zonke. Omunye umfo wayesebuthweni wahamba phansi lapha futhi wathola wayele asima. Wehla phansi lapha eFlorida futhi amehlo akhe abamnyama sibili, futhi waya ngakudokotela futhi wathi, dokotela. Udokotela wathi, manje wena abusekulweni ubungekho na? Wathi, hathi mnumzana, angizange. Nxa ufuna ukubakwazi ukuthi ngubani ibizo lakhe nguHappy, manje nxa ngingacabanga nje kuse-Union National Bank eNew Albany, ungumphathi wemali ebhanga, hamba nje khonale, futhi ubone omunye othi Happy umbuze. Futhi wathi, wahamba wathi, dokotela wathi, ngile nkankili. Futhi wamhlola wathi kunjalo, wathi, bengicabanga ukuthi ukusekulweni, wathi, mfana, uhlala ngapi? Wathi, ungekela ukubayazi indawo, wathi, ngihlala edolobheni elincinyane phetsheya kweLouisville, Kentucky, ebizwa New Albany, Indiana. Wathi, utsho ukungitshela ukuthi uthethe uhlupho lwenkankili emanzini alesawudo lapha eMiami ekubuyeni. Wathi, nxa ungahlala eJeffersonville, Indiana, kumbe eNew Albany, Indiana, ungahlala loba ngaphi emhlabeni lapho ibutho le-United States elingakuthumela khona. Yikho kuphela, bona. Kuyindawo engelampila kahle okwedlula zonke ezikhona emhlabeni, leyo engiyaziyo. Ngaphandle kungaba semaxhaphozini emiyane, bona. Futhi ngilabangane lapha. Khangela lapha, ngingahamba nje ngiyebabiza njengalokhu. Khangela udokotela Semada, umngane wami, kulungile, kulo Mike Egan, ehlezi lapho. Oh, minabo, bangake engingabaqamba, amakhulu nje, abangane bami abahle, abangane bami bakudala, engaba lobungane. Kungela ndaba lokuba bangake abangane engibatholayo, akulanto engathatha indawo emnganini wakudala, liyakwazi lokho. Kulo mama wami omdala ohlezi ngemuva lapho, engelansuku ezine ngizomhlaba, useseminyakeni yakhe ekumathumi ayisithupha manje. Kulo mamazala wami, amathumi ayisikhombisa, esiya kumathumi ayisikhombisa la. Ehlezi ngemuva lapha kwenye indawo, ngiyacabanga lobu busuku, futhi lapho, umchiye, ubaba wami ungcwatshwe phezulu lapha, umkami ungcwatshwe phandle lapha eWalnut Ridge, ingane yami ilele phandle lapho, bona lokho engikutshoyo. Angifuni ukuhlala lapha, futhi ngiyakholwa ukuthi masinyane, khona manje, ngizamele ngisuke, bona, ngoba bekusiza kimi, ngiyatsho lokhu kuphulupithi leBhayibhili lami, njalo njalo. lapho ngitshela umkami lapho besipha imali yokwakha leyo ndlu kamalusi engayibuyisela ngakuleli ibandla. Leli bandla lingumnikazi waleyo ndlu kamalusi. Hamba phansi lapha futhi ufumane uba kungesilo. Bona, angizange ngiyithathe ngokwami. Manje lapho ngangizakwakha lapho, umeda wathi ngifuna ukuhlala lapha ngenxa kamama wami. Ngathi sithandwa ngeqiniso njengokuba sifuna siza kuzisola ngakho. Bona, akusoze kusebenze. UNkulunkulu uthe zehlukanise, kumele ngikwenze. Futhi wathi awu umama wami. Ngathi umama wami lami, kodwa lowo ongayikuthiya abakhe futhi alandele emva kwami akafanelanga ukubizwa ngokuthi ngowami, futhi lokho kuliqiniso. Ngolunye usuku manje kuzamele ngisuke, lokho yikuhamba, kodwa nansi indlela. Imihlangano ayisebenzi lapha, ayisebenzi njengalokho ekwenzayo kwenye indawo. Futhi loba ngubani owake waba semhlanganweni uyakwazi lokho kuliqiniso, ngoba kulapha edolobheni lasekhaya lami. Yikho uJesu watsho into efanayo lapho esiza. Bathi ngubani lumfo? Kasuye lo umfana wombazi phandle lapha. Yisiphi isikolo ake waya kuso? Wayithola ngaphi imfundo? Manje mangikubone usenza, wena wathi wenza izimangaliso ngalapha. Mangikubone usenza into efanayo lapha, lokho owakwenza eKapenawume. Mangikubone ukwenza lapha. UJesu wathi wamangala ngokungakholwa kwabo, wachibilika futhi wathi, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, umprofethi akala mvuzo ngaphandle ephakathi kwabantu bakhe elizweni lakhe. Kunjalo na futhi siyakwazi. Khangela ku thatha uFini, uthathe uSanki uMudi, thatha uJohn Wesley, akazange enze ukuhamba kwakho. Bona, waze wasuka elizweni lakhe. Khangela kuMudi lapho uMudi olungisa izikhathulo waseBastoni, akazange ahambela kancinyane, wabuya eChicago engakabi lodumo. Bona, wakufanele akuthathe ebantwini bakhe uqobo. Kumele ukuthi ukwenze izikhathi zonke. Kodwa manje lapha uNkulunkulu uza kuphendula umkhuleko wakho nxa ungakhohlwa ukuthi nguWilliam Branham. Bona, nxa ungakhohlwa ukuthi nguWilliam Branham ongelalutho lokwenza kukho. Kuphela nje lo oma lokukukhulekela uJesu Kristu osevele wenza lokho ocele ukukwenza. Nxa ungakukholwa nje, bona, akusiyo nto yokwenza kangelalutho lokwenza ngakho, ukufakaza nje. Kodwa kukhangeleka njengokuthi emva kokukhulela phakanye lawe, futhi uyazi ubuthakathaka bonke engilabo, futhi lephutha lonke engilalo, futhi uyazi lokho uNkulunkulu akwenzileyo khona kuleli dolobho. Leli dolobho ngosuku lokwahlulelwa lizaphendula ngenhlawulo enkulu ngolunye usuku, ngoba kube lamakhulu futhi lamakhulu okusiliswa okubalulekileyo khona lapha. Kunjalo khona lapha izibonakaliso lezimangaliso, futhi lokubonakala kwengilosi phansi lapho, futhi amaphepha akusakaza lento yonke, futhi abantu lokhu benga kungani kunjalo. Manje ngolunye usuku ngiza kusuka lapha ngiyamangala. Siza kuba yini isiphetho sami? Sokuphelile na? Sekuzaphose na? Ngile minyaka engamachumi amane lesificaminwembili ubudala, ngabe sekuzaphela na? Ngiyakumangala lokhu. Nxa kunjalo, khangela, kungani umhlaba ungazange unanzelele lowo mpikitsha lapho? Kungani bengakubambanga lokho ngokuphangisa na? Kungani bengabambilezi ezinye izinto na? Kungani bengazibambilezi iziprofetho lezinto na? Liyazi, abangeke bakwenze manje, kodwa ngolinye usuku ngiza kuwutshiya umhlaba. Futhi lapho ngisuka khona-ke baza kunanzelela khona. Abanye benu lina bantu abatsha lizananzelela lokho emva kokuba sengihambile. Bona, kodwa uNkulunkulu wayengeke avumele khona ukuthi kwenziwe manje. Bona lokho, liyazwisisa engikutshoyo? Nje isongo lenkazana elincinyane, loba ngubani angaba lalo? Futhi ngiyakholwa umfowethu Suthman uthe utshiye iBhayibhili lapha isikhathi sokugcina wayelapha. Ngiyakholwa loba ngubani othole iBhayibhili elilahlekileyo khona ngalapha. Nxa ulalo, ngilikamfowethu Fred Suthman ovela eCanada. Manje kasikhulekeni. Unkosi woba lesihawu lapho ingoma idlala kamnandi, futhi umfowethu Neville uzagcoba ngamafutha. Ngiya ukubeka izandla phezu kwabagulayo ebizweni likaJesu. Siphe khona Nkosi okokusila kwabo. Amen. Wonke umuntu ukhuleka manje. Manje wonke umuntu kulungile. Nkosi, lo omncinyane lapho ukhulu wakhe emela, uchago luyamgulisa lonke uchago. Kodwa wena ulamandla wonke, futhi lo mfo omncinyane angeke abe lokholo ngokwakhe. Futhi-ke Nkosi, ngiba lokholo ngakho kanye labazali abomkhulu. Futhi sithi ebizweni likaJesu ukuthi leyo ngane iza kwenelisa ukunatha uchago, futhi iphilele inkazimulo kaNkulunkulu. Ameni. Kuza kuba ngaleyo ndlela. O Nkulunkulu, ukhulekela ubaba wakhe. Ngiyakhuleka kanye laye ukuthi uzasilisa ubaba wakhe, futhi uphe kuwe khona lokho akufunayo ebizweni likaKristu. Ameni. manje kulula akusikho na abantu bekhuleka kodwa yikho lokho abantu badinga into enkulu futhi bayenze ibe lukhuni uNkulunkulu ukwenza kube lula wena ukwenza kube lukhuni futhi ukukhuthe khona bona yenza nje makube lula njengalokho uNkulunkulu akuchoyo lezi izibonakaliso zizabalandela abakholwayo nxa bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bazasila njengalokho uNkulunkulu akuchoyo Sibeka izandla phezu kwalumfazi inkosi ludade wethu omiyo lapha futhi makasiliswe lapho sikucela ebizweni lika Jesu Kristu amen Baba lapho sibeka izandla phezu kwadade wethu ebizweni lika Jesu Kristu esikhumbuzweni seBhayibheli lokufundisa kwenkosi makasiliswe Baba ebizweni lika Kristu siyacela ukusiliswa kwadade wethu futhi ngiyakhuleka ukuthi umenze aphile lapho silalela ilizwi lakho Kungela lokuthandabuza okungodwa engqondweni yami kodwa lokho angabe eyikho amen baba sibeka izandla phezu kukadade wethu futhi sicela lokho elizweni lenkosi uJesu ukuthi uza kumsilisa futhi umenze aphile amen elizweni lenkosi uJesu sibeka izandla phezu komfowethu futhi sicela ukuthi umsilise okwenkazimulo kaNkulunkulu baba elizweni lenkosi uJesu Sigcoba udade futhi sibeka izandla phezu kwakhe futhi sicela ukusiliswa kwakhe ebizweni lika Jesu Baba uNkulunkulu sibeka izandla phezu komfowethu siyakucela lokho ebizweni lika Jesu Kristu lapho simgcoba ukuthi umenze asile Baba lapha umkakhe othandekayo siyamgcoba futhi sibeka izandla phezu kwakhe sikucela ebizweni lika Jesu Kristu Nkosi uNkulunkulu siyagcoba uEdith omncinyane sibeka izandla phezu kwakhe futhi sicela ebizweni lenkosi uJesu Kristu ukuthi uzamupha isicelo sakhe Baba kumama wakhe siyagcoba njalo lokubeka izandla phezu kwakhe lokucela ukusila kwakhe ebizweni lenkosi uJesu Kristu makaphiliswe Baba siyagcoba leli gugu elincinyane laleyimuli ukuchaya kwenhliziyo okuncinyane ebizweni lenkosi uJesu Ngolunye usuku wanikela kuye futhi ngiyakhuleka ukuthi uza kumsilisa. Oh uNkulunkulu, uyazi isicelo sika dadade wethu futhi siyakubonga ngokholo lwakhe lobuqhawe. Manje makuthi lezo zinto azicelileyo ukuthi adlala ngazo lapho esasemncinyane. Futhi uNkulunkulu makuthi isitha sitshiye umfazi akhululeke futhi makabuye ekhaya ephilile Nkosi. Siyakhulekela leyo ndoda njalo leyo ayiceleleyo uthembisile. Nga ungacela loba yini ebizweni lami. Ngizakwenza Ngiyakhuleka ukuthi uza kupha lesi sicelo ebizweni lika Jesu. Amen. uNkulunkulu akubusise. Nkosi, lapho lumthambo usifa ebunzini lomfowethu, siyacela impilo ukuba ihlume. Lapho sibeka izandla phezu kwakhe futhi sikucela ebizweni lika Jesu. Ukuthi lo mthambo uza kusila. Baba uNkulunkulu, sibeka izandla phezu kwadade wethu emva kokumgcoba ngamafutha ebizweni lenkosi uJesu Kristu. Sicela ukusiliswa kwakhe. Amen. Baba osezulwini, lapho udade wethu emele ukuphumelela okuningi okulethileyo, umele omunye wenceku yakho, umtshumayeli. Owethukayo kakhulu inhliziyo yethu yozwelo iyakuye siyakwazi lokho angena kikho ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uza kugcoba udade wethu ngokumela lapha futhi umgcobele ukusiliswa kwakhe ngiyakhuleka ebizweni lika Kristu Amen. Inkosi iyazi. Kuhle, ngiyathaba kakhulu. Lokho yikugcoba sibili kwenkosi. Inkosi uNkulunkulu, emva lomfazi esekhululwe edemonini alilwisayo okweminyaka. Ngolunye usuku wamdlulisa ngasendlini lapho, futhi ke umoya wehla phansi. Itho kanje inkosi, emva esekhalile, walala ngakualtari. wayesenze into yonke ayaziyo ukuthi ayenze njani. Kodwa wathatha icho kanje inkosi, manje usebuya njalo ngengane kadade wabo ohlanzayo engenelisi ukuhamba, osevele wedlulisa umnyaka obudala. Ngiyakhuleka nkosi ukuthi uzamupha izibusiso zikaNkulunkulu elizweni likaJesu Kristu. Ngiyathaba kakhulu ngalokho dade wethu, ukhangeleka wahlukile futhi ukhatshana kakhulu lokufa manje, awunjalo na? Baba Nkulunkulu, siyakhuleka ukuthi uzabusisa udade wethu lapho simgcoba futhi ngibeka izandla phezu kwakhe, futhi ngicela ukuthi linto oyikhulumileyo lezi izibonakaliso zizabalandela abakholwayo. Baza kubeka izandla phezu kwabagulayo, bazasila. Siyavuma ukuba ngamakholwa nkosi, ngakho siyakhuleka ukuthi wenze enye into ebizweni likaJesu. Baba Nkulunkulu, ngisazi inhliziyo yalumfazi omncinyane njengokuba useyithululele phandle. Siyakhuleka ukuthi uzakubalisa ukuye uthi uphe isicelo asicelileyo. O Baba Nkulunkulu, okwemuli yakhe, okwabantwana bakhe, umfana wakhe ikakhulu. Nkulunkulu, ngiyakhuleka manje ukuthi uzakupha izinto lezi ngenhliziyo yami yonke. Ngiyakucela ebizweni likaJesu. Amen. Baba Nkulunkulu, lapho sigcoba lumfazi ngamafutha futhi simkhulekela ebizweni lenkosi uJesu ukuthi uzakumsilisa futhi kumenze aphile okwenkazimulo kaNkulunkulu. Ibizwe lakho lingeke lenzakale ukuba nguWest, ngabe kuyilo na? Baba, siyakhulekela ikhosikazi elincinyane ucelela ubaba wakhe. Manje ngiyakhuleka ukuthi uzakumnika ubaba wakhe, ubizele enhlizweni yakhe nkosi. Umfuna esindiswe, akamfuni abe semhlabeni njengalokho ayikho. Lokhu umntwana wakhe uqobo inzalo yakhe. Ngiyakhuleka baba ukuthi ube lesihawu kuye ebizweni likaKristu. Akubusise ndodakazi yami, makuthi uNkulunkulu anike kuwe into oyicelileyo. Nkulunkulu othandekayo, siyakhulekela isihawu kuye futhi siyakucela ukuthi ube lesihawu lapho simgcoba.